Let us bow our heads just a moment for prayer.
Ngasikhothamiseni amakhanda
ethu okwesikhatshana
nje sikhulele. Baba wethu osezulwini olomu, uyikho ngempela sisondela ngamathuba esilawo kuwe. Nkulunkulu lo msindisi wethu, sisizwa le ingoma emangalisa umkhulu kangakanani. Uyasithabisa ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi wena umkhulu. Futhi siyakhuleka ukuthi ubukhulu bakho buzatshengiswa kakutsha kithi kule imini lapho sikhuluma. Futhi sokube lizopha lami okwakuqala eminyakeni eminene ukuzama ukubuyela emuva embalini yempilo. Futhi ngiyakhuleka ukuthi uzanginika amandla lalokhu engikudingayo Nkosi ukuba kuleli hola. Futhi makuthi wonke amaphutha ami empilweni abe kuphela ilitshe lokunyathela kwabanye elizabaletha eduzane lawe. Kuvumele Nkosi ukuthi izoni zibone imikhondo yezinyawo echebechebeni lesikhathi. Futhi maba khokhelwe kuwe. Lezi zinto siyazicela ebizweni lenkosi uJesu. Amen. Lingahlala phansi. Ngingathokoza. Kulungile mnumzane. Ngiyabonga. Njengendoda leyi engcwele umfowethu Clove lo engi bemazi manje okweminyaka ngaba lethuba lokuba layo okwesikhatshana izolo ntambama. Futhi ungitshelile nge ubekade ehlezi okwesikhatshana esincinyane ephumule futhi manje eminyakeni engamajumi ayisikhombisa lanhlanu yobudala usebuyela njalo ekusebenzeleni inkosi. Kangikadini okuyingxenye njengangiyikho ngingakakuzwa lokho. Ngangicabanga ukuthi ngidiniwe kodwa kangikholwa ukuthi nginjalo. Ubekile lapha kimi amahenk esimeni samamvulopu futhi lokunjalo lapho wona aphakathi futhi esevele apakitshwa. Manje bani lo bani wenu emsakazweni kumbe lapho ofisa elinye lamahenki futhi wena uza Angelus Temple iyawathumela njalo njalo sonke isikhathi. Ungabhalela lapha e-Angelus Temple futhi bazakhuleka ngakho ngoba ngiyaqinisa ukuthi ngumbhalo kuyisithembiso sikaNkulunkulu. Futhi nxa kuyikuthi uzafuna ngikukhulekele eyinye yawo ngani ngizathokoza ukukwenza lokho. Uyangibhalela nje kubhokisi leposo 325 Jeffersonville, Lipelo JEFFERSONVI ababili OLE Jeffersonville, Indiana. Kumbe nxa ungeke ucabange ngebhokisi leposo, bhala nje Jeffersonville, lidolobho elincinyane, inani elingaba ziinkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu. Wonke umuntu uyangazi la futhi khona singathokoza ukukhulekela ihenke futhi sithumele kuwe. Futhi manje sibe lokuphumelela okukhulu ekwenzeni lokho ngoba uza kuba le fomu yencwadi kanye laso lokho abantu umhlaba jikelele bayakhuleka ekuseni yonke ngehola lesificamunwemunye nta lelethumi lambili nta lelesithathu nta. Futhi ungacabanga jikelele ngemva komhlaba ukuthi isikhathi bani sobusuku okufanele bavuke ngaso ukwenza lo mkhuleko. Ngakho nxa wonke lawo amajumi ezinkulungwane futhi ephindwe ngezinkulungwane athumela imikhuleko kuNkulunkulu ngaleso sikhathi esifanayo okwenkondlo leyi, ukugula kwakho uNkulunkulu nje angeke akwale lokho. Futhi khona kathesi thina njengoba ngisitsho ngasila nhlelo ngasifuni ngitsho ipeni eyodwa yemali, thina nje uba singakunceda yikho lokho esingakho lapha. Futhi yekela omunye uletha eyinye inqwaba yamahenki. Manje nxa ungelayo ihenki ofuna ukuyithumela awu khona-ke bhalela nje kungenani. Uba ungayifuni khona kathesi igcine ebhukwini lemisebenzi phakathi kweBhayibheli isahluko 19. Futhi kuza kuba sesimeni seribhoni emhlophe ezathunyelwa kuwe futhi lezi layezo zokuthi uvume njani izono izono zakho kuqala futhi ngiyabonga ukuthi uvume njani izono zakho ungaqali ukuzama ukuthola ulutho kuNkulunkulu ungazange walungisisa kuqala loNkulunkulu bona futhi ke uyaxwayiswa kulokho ukubiza umakhelwane bakho phakathi futhi nomelusi wakho uba ulenye into esenhliziyweni yakho okumelana lomuntu hamba uye kulungisisa kuqala futhi ubusuphendula futhi ke ubusukhuleka woba lo mhlangano umkhuleko emzini wakho futhi ukopele lihank esambathweni sakho sangaphakathi khona ke ukholwe uNkulunkulu futhi ngalokho emuva kwamahola amathathu usuku ngalunye kuyabe kulabantu umhlaba wonke bekhuleka bebambene umhlaba wonke futhi manje ngokwakho ngesihle sonke thumela nje futhi manje ngasoze sikubhalele sibe silokho sikuhlupha kumbe ukukutshela ngolunye uhlelo esilalo sifuna usekele uhlelo kodwa ngasila ngitsho ongalusekela bona ngakho wena ngayisikho ukuthatha ikheli yakho khona nje ngikunceda lenkonzo yenkosi esizama ukuyiquba ngathesi ngasikhothamiseni amakhanda ethu futhi nxa usemsakazweni woba le henki yakho phezulu la beka isandla sakho phezu kwayo lapho sikhuleka Nkosi elomusa siyaletha kuwe lawo amaphasela amancinyane mhlawumbe amanye awo akhangeleka engaba ngamavesithi amancane awosane kumbe iyembe ethile yangaphakathi kumbe mhlawumbe ipheya encane yamabhuthisi kumbe enye into ihenki eya kwaba gulayo labahluphekileyo Nkosi mayelana ngelizwi la ukuba senze lokho ngoba siyabala ebhukwini lemsebenzi ukuthi bathatha emzimbeni wenceku yakho uPawuli amahenki lamafasikoti ngoba bakholwa ukuthi umoya wakho wawusendodeni futhi imimoya engcolileyo yaphuma ebantwini lezinhlupho nemikhuhlane kwabajiya ngoba bakholwa futhi kathesi siyananzelela Nkosi ukuthi ngasisuye uPawuli ongcwele kodwa siyazi ukuthi uhlala unguJesu futhi siyakhuleka ukuthi uzahlonipha ukholo lwalaba bantu futhi kwachiwo kanye ukuthi lapho u-Israyeli ezama ukulalela uNkulunkulu wayebanjwe emjibileni ulwandle phambi kwabo izintaba emaceleni wonke futhi lebutho likaFaro lisondela futhi omunye uchile ukuthi uNkulunkulu wakhangela phansi ngaleyo nsika yomlilo ngamehlo azondileyo futhi ulwandle lwesaba futhi lwazibuyisela emuva futhi lwenza indlela ku-Israyeli ukuze bacaphele elizweni lesithembiso Nkosi khangela phansi futhi lapho lawo maphasela ebekwa phezu kwemizimba egulayo ukhunjulwa ilizwi lakho eliphilayo ukuthi umkhuhlane mawesabe ukhangele ngegazi lendodana yakho uJesu owafela lokho ubuyisana futhi sitha masesabe futhi sihambe khatshana ukuze laba bantu bahambe esithembisweni ukuthi phezu kwezinto zonke ukuthi kuyisifiso sakho ukuthi siphumelele empilweni enhle uvumele khona baba ngoba siyakuthumela khona kanye laleyo kanye laleyo ngqondo enhlizweni yethu futhi leyo injongo yethu siyakuthumela ebizweni likaJesu Kristu amen
Thank you, Brother Glover.
Ngiyabonga mfowethu Glover. Ngiyabonga mnumzane. Manje lobo busuku kuyikuvala kwaleyi ingxenye yemvuselelo. Ngangikwazi kumbe kuza sakazwa kumbe hatch. Kodwa ngizathanda ukuthi nxa kungenjalo kwabalalele ngomsakazo ukuthi lowo bekungomunye wemhlangano emihle leyo engibelayo kweminenge eminenge. Iminyaka ubulamandla umuhle ulothando sibili umhlangano osetshenzwe ndawonye engibe phakathi kwawo okwesikhathi eside
They're listening to you all over Southern California, out into the islands and on the ships. We get messages from them, and so you got a big audience.
Ngiyabonga Nomzana, lokho kuhle sibili. Ngiyathokoza ukukuzwa lokho. uNkulunkulu alibusise lonke. futhi ngihlezi sibili ngilendawo ekhudumalayo enhlizweni yami ngeAngelus Temple ngokuma kwayo evangelini eligcweleyo likaJesu Kristu futhi kathesi kukhangeleka kuphathelane lami kakhulu manje kungathi emva kokuhlangana nomuntu wonke futhi lokubona umoya wabo omuhle ngingazathi ngingomunye wenu nje ukwedlula ebe ngikujwayele ukuba yikho uNkulunkulu alibusise kungumkhuleko wami futhi ngiyabonga ngesihle manje kwethulwe ukuthi lamuhla bengingani ngizakhuluma lani okwesikhatshana ngeimbali yempilo yami leyo into enzima kimi lokho kuza kuba yisikhathi sokuqala engizame ukukwenza okweminyaka emine futhi angisoze ngibe lesikhathi sokungena ngokugcweleyo kodwa nje ingxenye yakho futhi phakathi lapha ngenze amaphutha amaningi ngenza izinto eziningi ezingalunganga futhi ngizafisa ukuthi lina elilalele emsakazweni lani elikhona ukuthi alisoze lithathe amaphutha ami ukuba ngamatshe akhubayo kodwa amatshe okunyathela ukuliletha duzane lenkosi uJesu khona-ke lobu busuku amakhadi okukhulekelo azaphiwa okwenkonzo yokusilisa lobu busuku manje nxa sikhuluma ngenkonzo yokusilisa akutsho ukuthi siza kusilisa omunye umuntu sizakhulekela omunye umuntu uNkulunkulu nguye osilisa ube lomusa kimi kakhulu ukuphendula umkhuleko futhi ngangikhuluma lomphathi womvangeli odumileyo lapha esinye isikhathi esedluleyo futhi khona kwabuzwa kungani umvangeli lowo engakhulekeli abagulayo futhi umvangeli wathi komphathi kwemhlangano yami wathi uba umvangeli ukholwa ekusilisweni nguNkulunkulu kodwa nxa engaqalisa ukukhulekela abagulayo kungaphambanisa inkonzo yakhe ngoba usekelwa ngamabandla amabandla amaningi futhi amaningi awo kawakholwa ekusilisweni nguNkulunkulu ngakho ngimupha udumo lenhlonipho umvangeli ngoba ugcina indawo yakhe indawo asebenzela kuyo yena mhlawumbe engangeke ngithathe indawo yakhe futhi ngiyathandabuza uba engathatha indawo yami thina sonke sile ndawo embusweni kaNkulunkulu sonke sihlanganiswe ndawonye izipho ezihlukeneyo kodwa umoya ofanayo ukubonakalisa okwehlukeneyo bengizama ukutsho kodwa umoya ofanayo futhi kathesi lobu busuku inkonzo zizaqalisa cabanga bathe umdlalo uqala kwelesithupha lengxenye futhi manje nxa wena uphandle endaweni yomsakazo buya uzolalela kulokho kuzakuba kuhle uhlezi kunjalo futhi-ke ngifisa ukuthi ngithi amakhadi okukhulekelwa azaphiwa ngokuphangisa emva kwalinkonzo khona nje ngokuphangisa lapho inkonzo icitheka nxa ulapha njalo ufuna ikhadi lomkhuleko ngixwayisiwe phakathi lapho nje isikhatshana esincinyane esedluleyo indodana yami kumbe umnu mesiya kumbe umnu kwathi bazabe besipha amakhadi okukhulekelwa usale nje esihlalweni sakho lapho nje inkonzo icitheka sale usesihlalweni sakho ukuze abafana bengehla phansi ngomzila futhi benze ukuba amakhadi okukhulekelwa aphiwe nje ukuphangisa lokho kuza kuba kumabhalikhoni kumbe phansi loba ngapi izibuya zaphansi kumbe loba ngapi okhona sala usesihlalweni sakho futhi abafana bazakwazi ukuthi ulapha ukuba uthole ikhadi lokukhulekelwa futhi-ke ebusuku sizabe sikhulekela abagulayo futhi nxa inkosi ingaguquli imicabango yami ifuna ukuchumayela ngesifundo lobu busuku uba ungasitshengisa uyihlo kuzasisuthisa manje ngifisa ukubala okombhalo lemini okuqalisa nje imbali yempilo otholakala ebhukwini lamaHebheru isahluko 13 futhi asiqaleni lapha phose ngiza kuthi phose indima 12
Wherefore Jesus also,
ngakho laye uJesu ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe wahlupheka ngaphandle kwesango kasihambeni khona-ke ngaphandle kwenkamba sithwele ihlazo lakhe ngoba lapha kasilawo umuzi omiyo kodwa sidinga ozayo manje lolu luhlobo lombhalo ngoba uyabona uba kuyimbali yempilo kumbe enye into ehambelana lokomuntu kasikukhazimulisi lokho futhi ikakhulu imbali yomuntu nxa ibe mnyama njengalokho obekungeyami kodwa ngicabake ukuba singabala umbhalo unkulunkulu uzabusisa umbhalo futhi umcabango wami yikuthi ukuthi lapha kasilamuzi omiyo kodwa sidinga ozayo manje ngiyazi ukuthi ngiyayithanda iLos Angeles lilalo ilungelo lokuyithanda ngelikhulu elihle idolobha kanye lokuhlangana kwentuthu lenkungu yalo kuthi lani okunye kanti lidolobho elihle umkhathi omuhle kodwa idolobho leli alingeke liqubeke kufanele libe lesiphetho ngike ngama eRome lapho ababusi abakhulu kuthi la madolobho ababecabanga ukuthi baza kwakha angadeliwe futhi kepha phansi amafidi angamachumi amabili ukuthi ufumane amanxiwa awo ngike ngama lapho ofero ababe le mibuso yabo emikhulu futhi ungagebha phansi emhlabathini ukuthi uthole lapho ofero abakhulu ababusa khulu wonke thina sithanda ukucabanga mayelana ngedolobho lethu futhi le ndawo yethu kodwa khumbula alingeke lime lapho ngisesengumfana omncinyane ngangijwayele ukuhamba esihlahleni somaphula esikhulu elizweni lami lezigodo ezilukhuni ezinene futhi-ke sasila lezi zihlahla zomaphula imaphula yethukela futhi lalokhu esikubiza imaphula elukhulu futhi lo maphula obuthakathaka les inkalakatha yesihlahla esikhulu sasiyisihlahla esihle sibili futhi lapho ngibuya ngivela emasimini ekusebenzeni etshanini lekuvuneni ngangithanda ukuya kulesi sihlahla esikhulu futhi ngihlale phansi ngaphansi kwaso futhi ngikhangele phezulu futhi ngangibona ubukhulu bengatsha ezilamandla zizungeza emoyeni umzimba omkhulu oyinkalakatha futhi ngathi uyazi ngiyakholwa ukuthi isihlahla lesi siza kuba lapho okwamakhulu lamakhulu eminyaka kungasikude ngakhangela leso sihlahla esidala sona nje okuyisidindi ngoba lapha kasilamuzi omiyo hatshi akula lutho lapha emhlabeni ongalukhangela oluzahlala lukhona kumele kube lesiphetho yonke into efayo fanele ivulele indlela kokungafiyo ngakho loba sisakha kakuhle kangakanani imigwaqo yethu loba sisenza zibe zinhle kangakanani izakhiwo zethu kumele kuhambe konke ngoba lapha akulanto engaqhubeka kuphela okunga onwayo yikho okuqubekayo ngiyakhumbula indlu esasihlala kiyo kwakuyindlu yesigodo endala ebhadwe ngodaka mhlawumbe abaningi abakazi babone indlu ebhadwe ngodaka kodwa yayibhadwe ngodaka futhi izigodo ezinkulu sibili ezazisendlini endala ngacabanga ukuthi leyo ndlu izakuma okwamakhulu eminyaka kodwa ngiyakwazi lamuhla lapho indlu leyo eyayimi khona sokusakhiwa izindlu sokwahlukile kakhulu yonke into iyatshintsha kodwa futhi ngangijwayele ukubona ubaba wami wayengani umfitshane indoda elomzimba eqine kakhulu futhi waye ngomunye wabaqinileyo indoda encinyane engangisazi ngayo ngahlangana lomnu cos umfo ayevame ukusebenza laye ezigodweni wayengugamuli wesigodo futhi phose umnyaka owedluleyo futhi umnukhuthi ungumngane wami omuhle njalo lo mdikoni ebandleni le-First Baptist futhi wathi bhili fanele ube yindoda elamandla sibili futhi ngathi hatshi anginjalo umnukhuthi wathi uba wafuza ubaba wakho uza kuba njalo wathi ngayibona leyo ndoda isinda amaphawundi alikhulu ngamachumi amane layitsha ugodo enqoleni iyodwa olwalusinda amaphawundi angamakhulu ayisificamunwemunye waye sazi ukuthi kwenziwa njani yena waye qinini ngangimbona esiza endaweni ukuzogeza njalo elungiselela ukudla kwakhe kwantambama lapho umama embiza futhi sasile sihlahla se-aphule esidala phandle egumeni laphambili futhi ke kwaku lezintathu kumbe ezine ezinye ezincinyane kusiya ngemuva futhi khona esihlahleni esiphakathi kwakulesibuko esidala esasiqamukile sibuko esikhulu futhi sona sasibethelwe eceleni kwesihlahla ezipikili zikotshisiwe okohlobo olunjengalokho abanye benu babazi abalaleleyo abangakubiza ihenga yejazi kwakugobiselwe phakathi ukubamba isibuko endaweni yaso futhi kwakule kama yezenge endala bangaka abake babona izenge elidala eya kudala ikama yezenge ngiyayibona nje yona futhi-ke kwakule bhentshi elincinyane lokugezela ibhodi encinyane nje elonyawo olunqumayo ngaphansi kwalo lubethelwe esihlahleni encinyane endala impompi yesalufa esasipompa amanzi futhi sasigezela kulesi isihlahla esidala futhi umama wayevame ukuthatha amasaka empuphu futhi enze amathawulo ukhona yini owake wasebenzisa ithawulo yesaka lempuphu awu ngiqinisekile ngizwa sengisekhaya manje futhi lalawo amakhulu amadala amahwalahwala amathawulo futhi lapho esigezisa thina abantwana abancinyane waye sizwe sengathi wayesukula ijwabu sonke isikhathi ekhuhle futhi ngiyakhumbula lelo saka lempuphu elidala futhi wayengcothula ezinye zentambo enze intshaka ezincinyane sengani uyacecisa bangaka abake balala phezu kweconsi lemizi awu-ke ngiza kuthi bangaki abake bazi umqamelo wamakhoba wawunjani awu mfowethu Glover ngisekhaya kathesi sibili ngempela icansi lemizi kawu kwakusisikhathi eside selokhu ngasuka kowodwa futhi kwakuyikulala okuhle kuyaqandelela khona-ke ngesikhathi somqalo babethatha umbheda wensiba omdala futhi balale kuwo uyazi futhi-ke kwakufanele babeke isiqephu seseyili phezu kwethu ngoba ungqoqwane wawuvuthela phakathi emkhenkeni endlini uyazi lapho ibhodi evalayo eceleni endala yayitshebilika phezulu uyazi futhi ungqoqwane wawungena phakathi futhi ngiyakukhumbula lokho kakuhle futhi-ke ubaba wayejwayele ukuba lesi bhulatsho sendevu manje lokho kuzakubamba sasenziwe ngamakhoba omumbu isibhulatsho sendevu silamakhoba omumbu wayethatha isepa kamama enziwe ngelayi endala ayiyenzile ayilungise yona njalo ayifake ebusweni bakhe ngesibhulatsho sekhoba lomumbu futhi aphuce ngenkulu endala eqondileyo irezi futhi ngesonto wayethatha izihlephu zephepha azinamathisele ekholeni yakhe babegqoka amakhola eplastiki bayibhodise ekholeni kanje ukuvikela igwebu lesepa ekufikeni ekholeni yehembe likela kubona lokho kusenziwa ngani mina bo ngiyakhumbula umthombo omdala phansi lapho esasijwayele ukuya thatha amanzi okunatha futhi sithathe amanzi ethu ngeqaga elidala bangaka bake babona iqaga hawu bangaki kini abavela eKentucky kungenani yebo awu khangela lapha nje abeKentucky awu mina bo ngikhona kanye bengicabanga bekungama-okhizi lama-akhizi phandle lapho kodwa kukhangeleka sengathi iKentucky isingena phakathi awu bafumana amafutha eKentucky inyanga ezilutshwane ezedluleyo uyazi ngakho mhlawumbe laba ngabanye babo ababuya ngalindlela futhi-ke ngiyakhumbula lapho ubaba evame ukubuya angene futhi ageze elungela ukudla kwantambama wayephetha imikhono yakhe futhi nalezo ngalo ezincinyane eziyizigqumfemfe futhi lapho edonsela phezulu ingalo zakhe ukuthi ageze aphose amanzi ebusweni bakhe leyo misipha yayibuthana nje engalweni zakhe futhi ngathi uyazi ubaba wami uzaphila ukuba le minyaka elikhulu lamashumi amahlanu ubudala wayeqine kangako kodwa wafa elamachumi amahlanu lambili bona lapha kasila dolupho elimiyo kunjalo asingeke siqhubeke manje kasikhatheli uhambo oluncinyane thina sonke omunye lomunye wethu olapha ulembali yempilo njengalokho ngilayo futhi kuhle ukwehla ngomgwaqo womkhumbulo kanye ngesikhatshana kawucabangi njalo buyela emuva nje futhi sonke kasibuyeleni okwesikhatshana emuva ezenzakalweni ezifanayo njengabantwana abancinyane futhi manje ingxenye yokuqala yembali yempilo ngizayithinta kancinyane ngoba kusebhukwini futhi abaningi benu lilalo ibhuku ngazalelwa endlini encinyane yezigodi esentabeni khona lephezulu ezintabeni zaseKentucky babe nekamelo elilodwa esasihlala kini kungelasicapha esibuyeni ngitsho lamaplanka esibuyeni khona nje kwakuyisibuya esingelalutho futhi lesidindi sesigodo iphezulu yesidindi yayiganyuliwe ilezi nyawo ezintathu kiyo leyo kwakuyitafula yethu futhi labo bonke uBranham abancinyane babe buthana begombolozele khona lapho futhi phambi kwendlu yezigodo endala futhi begiqika phandle kwakhangeleka lapho njengexuku lama ophosamu ayegiqika phandle ethulini uyazi bonke obhuti abancinyane
kwakulaba isifico munemunye bethu lenkazana eyodwa encinyane futhi wayenesikhathi esilukhulu phakathi kwalelo xuku labafana kufanele simhloniphe kanjalo lalamhlanje ezintweni lezo esasizenza kulezo nsuku wayengenelisi ukuhamba lathi loba ngapha sasimgijimisa abuyele wayeyinkazana ngakho wayengenelisi ukwamukela liyazi
ngakho sasile futhi konke khumbulani ukuthi emva kwetafula sasilezihlalo ezimbili futhi zazenziwe ngexolo logada izihlahla nje ezindala zeyikhoni zibothanisiwe ndawonye futhi langaphansi kwazo kwelukwe ngamaxolo omikhori ukhona owake wabona isihlalo samaxolo omikhori yebo futhi ngiyamuzwa umama lakathesi ngokuya kwesikhathi lapho safika endaweni lapho ayengaba khona lesibuya samaplanka kanye lengane lezo ethangazini lakhe njengalokhu futhi ejinga leso sihlalo esidala nje sichayeka esibuyeni futhi ngiyakhumbula ukugcina abancinyane ukuba bengaphumi phandle emnyango lapho ewatcha kumbe enye into wayebeka isihlalo phansi futhi asichibilikise sengathi uyasimisa emnyango ukwenzela abancinyane bengaphumi lapho esiya emthonjeni ukuyathatha amanzi futhi lokunjalo futhi umama wayele minyaka elithumi lanhlanu yobudala lapho ngizala ubaba wayele thumi lesificamune mbili futhi ngangilizibulo kubantwana abayisificamune munye futhi ngangitshela ukuthi ekuseni ngizalwa manje sasingabayanga sibili abayanga bokucina futhi sasingela ngitsho lefastela kulindlu yezigodo encinyane yayilomnyango wezigodo omncinyane lo ovulayo thandabuzwa kumbe selake labona enye into enjengalokho umnyango omncinyane wesigodi lo owawuvuleka esikhundleni sefastel ugcina uvulekile usuku lonke futhi uvale ebusuku sasingeke silumathise izibane zamagetsi kumbe sichise ikerosidi ngalezo nsuku sasilakho okubizwa kuthiwa isibane samafutha manje kangazi kumbe yakwazi ukuthi isibane samafutha sasinjani awu kuyini wena oku futhi sewake wathenga wachisa amafutha ephayini ngoba thatha nje amafutha ephayini futhi uwalumathise njalo uwabeke phezu kwesidikiseni ayabhebha futhi lokho kuthunqe kancinyane nje kodwa babengela furniture kungenani ukuyifusa ngakho nje kwa indlu yesigodo yafuseka yayihotsha kuhle ngoba kwakule ndawo enenge ophahleni phezulu khonapho ukuze ihotshe ngakho ngakho kwakuthi ngazalwa ngomabasa mhla ka 6 1909 vele liyazi lokho ngenza ngedlule kancane amathumi amabili lanhlanu manje futhi ke ukusa lokho engazalwa ngakho umama wathi bavula ifastel manje sasingelabo odokotela wakulombelethisi nje futhi lo mbelethisi wayengugogo wami futhi ke lapho ngizala ukukhala kwami kuqala futhi umama wayefuna ukubona umntanakhe futhi laye esase ngumntwana ngokwakhe futhi bathi bevula ifastela elincinyane khona nje emadabu kakusa phose ngelesihlanu nta kuthi kwakukhona irobin endala lezi eceleni kwesihlahlana njengoba lonke libonile umfanekiso wayo ebhukwini lami lembali yempilo yami irobin endala yayihlezi lapho ihlabela nje ngakho konke lokhu okwakuphakathi kwayo ngihlezi ngithanda amarobin manje lina bafana phandle emsakazweni lingadubuli inyoni zami uyabona zona zinyoni zami cela-ke lezwa inganekwane yerobin ukuthi yathola njani isifuba sayo sesibomvu ngizakuma lapha okwesikhatshana ukuthi yathola njani isifuba sayo esibomvu kwakule nkosi yamakhosi eyayisifa ngolunye usuku esiphambanweni futhi wayehlupheka futhi kungelalo yedwa waye ngabuya kuye wayengelalo yedwa omsizayo futhi kwakule nyoni encinyane ensulu eyayifuna ukukhupha lezo zipikili esiphambanweni futhi yaqhubeka iphaphele esiphambanweni futhi idlukuza lezo zipikili yaye incinyane kakhulu ukuzidonsela phandle futhi isifuba sayo esincinyane sababomvu ngegazi futhi kusukela lapho isifuba sayo sibe bomvu lingayidubuli bafana ichiye njalo yayihlezi eceleni kwefasteli icula njengamarobin ehlabeni futhi ubaba wafuqela emuva ifasteli futhi lapho befuqela emuva umnyango wefasitela omncinyane lokho kukhanya elikubonayo emfanekisweni kwabuya kuvunguza efasiteleni utsho umamami futhi kwalenga phezulu kombhede ugogo kazange abekwazi ukuthi athi manje thina sasingeyisiyo muli yenkulu abantu bami ngamakatolika ngingum-Irish kuwo wonke amacele ubabami ngum-Irish ogcweleyo uprana umama wami kuhavi kuphela ubaba wakhe wathatha u-India olishiroki ngakho lokhu kwaqamula umzila omncinyane wegazi lobu-Irish futhi ubaba lo mama babengakhambi ebandleni futhi bathathana phandle kwebandla futhi babengela ngitsho inkolo futhi emuva le ezintabeni kwakungela ngitsho ibandla lekatolika ngakho beza khona kubahlali bakuqala uBranham ababili babuya futhi kulokho kwaqamuka isizukulwane sonke saboBranham lusendo lwemuntu futhi-ke wavula lapho bevula leli ifastela futhi ukukhanya lokhu kwema phakathi lapho khonapho kabazange babekwazi okokwenza ubaba wayezithengele umama wacho ihovoros entsha yalesi senzakala wayemile le ingalo zakhe ziphakathi kwefaskoti yehovoros endala njengamadoda ezigodo futhi labathwala izigodo ezazisetshenziswa kulezo nsuku futhi kwabethusa bona awu emva kokuba sengifikise mhlawumbe insuku ezilithumi ubudala kumbe okunye bangisa ebandleni le-baptist elincinyane elibizwa opossum kingdom ibandla opossum kingdom baptist lelo libizo sibili kwakukhona umthumayeli omdala obhoda ngezigaba umthumayeli wesidala we-baptist wayedlula lapho phose kanye ngenyanga ezimbili ngakho abantu babesiba le nkonzo encinyane ndawonye babesiya bahlabele izingoma kodwa babethola intshumayelo kakhulu kulowo mthumayelo obhoda ngezigaba babembhadala umnyaka ngomnyaka ngesaka lamathanga njalo lezinto ezilutshwane ezinjengalokho liyazi lokho abantu ababekuqoqa ukuthi bakhuphe futhi umthumayeli omdala wabuya lapho futhi lapho wanginikela umkhuleko njengomfana omncinyane lolu kwakuluhambo lwami lokuqala ebandleni ngomnyaka phose okuphosa kwedlula kancane iminyaka emibili ubudala mbono wokuqala wenzakala awu babekhulumile kuleyo ndawo ezintabeni lapho futhi lokhu kukhanya kwabuya phakathi ngakho bazama ukukuqinisisa abanye babo bathi mhlawumbe kwakuyikukhanya kwelanga ikhanyisa esibukweni phakathi endlini kodwa kwakungela sibuko phakathi lapho futhi ilanga lalingakaphumi ngakho kwakusase madabukakusa ngehola lesihlanu nta futhi ke oh boni babuchaya indiva nje futhi lapho bengiza sengizafikisa iminyaka emithathu yobudala manje kumele ngibe othembekileyo kulezinto lapha engingathandiyo ukuzitsho futhi ngiyafisa ngabe ngingazedlula futhi ngingazitsho kodwa kunjalo ukukhuluma iqiniso fanele ukukhuluma iqiniso nxa kukuwe kumbe ebantwini bakini thembeka ngakho futhi ke uhlala kunjalo ubaba wami wayekhatshana kakhulu lokuba ngumuntu wenkulu weluhlobo lomfana wezintabeni owayenatha njalo njalo sonke isikhathi futhi wayengena ebunzimeni ekulweni futhi kwakulababili kumbe abathathu amadoda aphosa abulawa lapho besilwa bedubulana futhi besikana omunye lomunye ngezinqaba kwenye iphathi phezulu ezintabeni futhi ubaba ubengomunye wezingqwele kulokhu kulwa ngoba kwakube lo mngane wakhe owalimalayo futhi wayetshaye omunye ngesitulo futhi walindoda yayikhuphe inqamu futhi izakugwaza umngane kababa esibuyeni ngenqamu leyi enhlizweni yakhe futhi ubaba wathatha ingxenye yakhe futhi sibili kukhanya kwakuyikulwa okwesabekayo sibili ngoba bona usuka phansi indlela yonke usiya eBakersville amamayila amaningi kude bathumela ipolisa lesigaba ukubopha ubaba ligade ibhiza ngakho lindoda yayilele iseduze lokufa ngabe abantu bakibo belalele ngizabiza ibizo lakhe Will Yalpro kwakulibizo lakhe mhlawumbe ngiyacabanga abanye babo babe seCalifornia abafana bakhe kodwa wayengumkhahlamezi indoda enkulu elamandla yabulala umfana wayo ngomgoqo wothango ngakho yena waye indoda elamandla kakhulu futhi lo muntu omubi futhi ke kwaba khona ukulwa okukhulu ngenqa phakathi kwakhe nobaba futhi ubaba waphosa wayibulala lindoda ngakho wabaleka njalo wasuka eKentucky futhi wacapha umfula weza eIndiana futhi wayelo mfo wakhe owayehlala naleso sikhathi eLouisville Kentucky wayengumsekeli kamphathi weWood Mosaic Sawmills eKentucky eLouisville futhi ke ubaba wabuya ukuzodinga umfo wabo omdala ubaba wayengomncinyane kubafana waba twana abalichumi lesikhombisa futhi ke wabuya ukuzodinga umfo wabo omdala futhi lapho ehambile phose okomnyaka wayengeke aphenduke ngoba umthetho wawumdinga futhi ke lapho sesizwile kuvela kuye ngencwadi isayiniwe ngelinye ibizo kodwa lokho wayetshele umama ukuthi kuyakuba njani ukuba wayeza kuzwa uvela kuye futhi ke ngiyakhumbula ngelinye ilanga umthomo lindle yesigodo encane wawu ngemuva kwendlu nje futhi kuleso sikhathi emva kulesificamunwe munye inyanga ezilithumi lanye ukuthiyana phakathi kwami lomfowethu ongilandelayo futhi wayelokhu esakhasa futhi ngangilelitshe elikhulu esandleni sami futhi ngangizama ukumtshengisa ukuthi ngangisenelisa kakhulu kanganani ukujika lelo litshe phakathi odakeni oludala lapho umthombo wawusuphumela phandle komhlabathi futhi kwenza umhlabathi oludala futhi ngezwa inyoka futhi yayihlabela phezulu esihlahleni futhi ngakhangela phezulu kwaleso sihlahla futhi inyoni yasuka yaphapha futhi lapho isenza njalo ilizwi lakhuluma kimi manje ngiyakwazi ucabanga ukuthi ngangingeke ngicabange futhi ngikhumbule lokhu kodwa inkosi uNkulunkulu lo ongumahluleli umhlaba futhi lamazulu lakho konke okukhona kuyazi ukuthi ngikhuluma iqiniso leyo nyoni lapho isuka iphapha ilizwi labuya livela lapho inyoni eyayikade ikhona esihlahleni njongo moya ubanjiwe esiqukwini futhi lathi uzahlala duzane ledolobho elithiwa New Albany futhi ngahlala kusukela ngesikhathi ngileminyaka emithathu ubudala kuze kube kulesi sikhathi phakathi kwamamayila amathathu eNew Albany, Indiana. Ngangena phakathi futhi latshela umama wami ngakho awu wacabanga ukuthi ngangiphupha nje kumbe enye into. Ngokuya kwesikhathi zase siya eIndiana futhi ubaba waya ukuya sebenzela indoda umnu wathe indoda enothileyo ungumnikazi weWentham Distilleries futhi wayengumnini wamashezi amakhulu kulezigidi ezinenge futhi leLouisville colonels futhi le baseball futhi lokunjalo futhi ke sahlala duzane lalapho futhi ubaba eyindoda engumyanga kukanti wayengeke achiye ukunatha kwakhe ngakho waya ukuyokwenza iwhisky emthineni wokuhluza futhi ke wangithwalisa nzima ngoba ngangimdala ebantwaneni kwakumele ngize njalo ngithwale amanzi ngisisa umthini wokuhluza ukugcina lezo ntambo zipholile lapho besenza iwhisky khona-ke waqala ukuyithengisa futhi ke wasethola emibili kumbe emithathu yaleyo mitshina yokuhluza manje yiyo ingxenye engingathandiyo ukuyikhuluma kodwa iliqiniso futhi ngiyakhumbula ngelinye ilanga ivela esipayeni ngikhuphukela endlini ngikhala ngoba phandle ngemuva kwendawo kwakulecibi lapho ababevame ukuqephula ungqoqwane abaningibeni ngiyakhumbula lapho ababevame ukuqephula ungqoqwane futhi bawubeke emvuthwini zamaplanka asahwayo hawu-ke yiyo indlela umnu Wathen owasusa ngayo ungqoqwane emaphandleni futhi ubaba waye ngumchayeli wakhe umchayeli wensitha futhi lapho icibi leli laligcwele inhlamvu futhi lapho beqala ukuqephula ungqoqwane futhi bawungenise phakathi kwemvuthu ngamasaha lapho ungqoqwane uncibilika esikhathini sehlobo lapho kusehla phansi wawungazathi hlanzekile yathemba ikakhulu njengeqwa lasecibini futhi babe isebenzisa hhatshi ukunatha kodwa ukugcina amanzi eqanda bafake konqweni zabo locago lwabo futhi lokunjalo futhi ngelinye ilanga ngithwele amanzi ngivela emuva kuleyi impomo okungalingana le bhuloko yedolobhu ngangiklabalala ukuba ngubani ungeke awazuze ngoba ngangivele esikolo futhi bonke abafana babe phumile baya ecibini ukuyathiya ngangithanda nje ukuthiya futhi-ke bonke basuka bayathiya ngaphandle kwabo futhi kwakumele ngithwale amanzi omthina lo wokuhluza yebo sibili mina bo lokho kwakufanele kungakhulunywa kwakungavunyelwa futhi kwakunzima okwamagama futhi ngiyakhumbula ngisiza lapho lozwane olukhubekileyo futhi ngangilesiqu somumbo sithandelwe ngaphansi kozwane lwami ukuze lungathinti othulini sela-ke lakwenza lokho ukufaka nje isiqu somuntu ngaphansi kozwane njengalokho futhi ubophele intambo kuwo yaphakamisela phezulu uzwane lwakho njengekhanda lufuthi phosa liyazi ukhangele phezulu wawungangilonda yonke indawo lapho engangekho ngaleso siqu somuntu esingaphansi kozwane lwami lapho engangilubophele khona liyazi ngangingela ngitsho izicathulo zokugqoka ngakho sasingakazi sigqoke izicathulo kwezinye izikhathi ingxenye yesikhathi somqamo kuba sasigqoka sasi kwakuyilokho nje esingakudobha omunye uyabe esiphile futhi lesigqoko kulokho omunye ngothando babesipha futhi ngase ngisima ngaphansi kwalesi isihlahla futhi ngangihlezi khonapho nje ngiklabalala kwakungumpandulo ngoba ngangifuna ukuya thiya inhlanzi ngangifanele ngikhelele amathapho athile amanzi ngebhakede elincinyane elemolasi eliphosa nje libe lide kangako ingxenye yegalani ngoba ngangingumfana omncinyane phose oleminyaka eyisikhombisa ubudala futhi ngangiwathululela ethabhini enkulu futhi-ke ngibuyele ngiyethatha amanye amabhakede amabili futhi ngibuyele ngipompe khona yiwo amanzi esasilawo futhi babeza kupha leyo whisky yamabele lobo busuku lawa amadoda ayelo baba endlini futhi ngangikhala futhi khonapho ngezwa enye into ibangumsindo njengesivunguzane enye into enjengalokho manje ngithemba kakula msindo kakhulu kusithi umsindo nje njengalokho awu kwakuthule kuthe zwi futhi ngasengithalaza futhi liyazini isivunguzane esincane ngiyakholwa lizibiza ngokuthi iziphepho ezincane phakathi kobusika bonyaka ziyasukuma phakathi kwensimu yomumbu liyazi amahlamvu lokunjalo phakathi kwekwindla lapho amahlamvu ayeseqala nje ukhluma futhi ngangi ngaphansi kwesihlahla sepopula esikhulu ngimi mhlawumbe ingxenye phakathi kwesibaya futhi lendlu futhi ngezwa lowo msindo futhi ngathalaza kwakuthule nje njengalokhu kuthule phakathi kwaleli kamelo kungela hlamvu elivunguzayo loba ngaphi kumbe loba ini futhi ngacabanga phela ngaphi lowo msindo awu ngacabanga kwanele kube khatshana lalapho ngingumfanyana nje futhi wazwakala kakhulu futhi kakhulu ngaphakamisa amabhakede amamancinyane futhi ngaklabalala okumbalwa kaningi ningi njalo ngasengiqala ukukhuphuka endleleni ngangiphumula futhi ngasengifika nje amafidi amalutshwane kusukela lapho kusuka ngaphansi kwezingatsha ngalesi sihlahla esikhulu futhi o mina bo wenza umsindo ovuzayo futhi ngachibilika ukukhangela futhi phose ingxenye yokuya phezulu kuleso sihlahla kwaku lesinye isivunguzane sibanjwe kuleso sihlahla sivunguza nje futhi sivunguza phephula lawo mahlamvu awu ngangicabanganga lutho olumangalisayo ngalokho ngoba khona nje kusesikhathini sonyaka futhi inkwindla ngani lezo vunguzane ziyabuya ezincane sizibiza izivunguzane futhi ziyaphakamisa uthu dike lazibona enkangala njengalokho into efanayo ngakho ngakhangela kodwa kasizange sisuke ngokuvamileyo uyaphephetha okwesikhatshana khona-ke besokuhamba kodwa sase sivele phakathi lapho imizuzu emibili kumbe emnenge awu ngaqala ukungena indlela njalo futhi ngajibilika ukukhangela kulokho futhi kwathi lisenza ilizwi lomuntu bakala njengokwenza elami lathi ungaveli unathi ubheme kumbe ungcolise umzimba wakho loba ngayiphi indlela kuza kuba lo msebenzi wakho wokwenza lapho usukhulile yindaba waphosa kwangethusela ukufa ngacabanga ukuthi umfana omncane wezwa kanjani abuyisa lawo mabhakede futhi ngaya ngekhaya ngesiqubu sonke ngiklabalala phezu kwelizwi lami futhi kwakula makhophayethi kulelo lizwi inyoka futhi zona zile tshefu kakhulu umama wacabanga ngisiza eceleni kwesivande mhlawumbe nginyathele phezu kwekhophayethi futhi wagijima ezongihlangabeza futhi ngeqela engalweni zakhe ngiklabalala ngimgona futhi ngimqabutsha futhi wathi yini uhlupho ulinywe yinyoka na wangikhangela yonke indawo ngathi hathi mama kule ndoda kuleso sihlahla phansi lapha futhi wathi o bidi wenze njani futhi wathi uke wama futhi wayalala ngathi hathi mama kule ndoda esihlahleni leso futhi ungitshele ukuba nginganathi futhi ngingabheki ukunatha amawhiski futhi lezi futhi bengikhelela amanzi omtshina wokuhluza utshwala bamabele khona lapho futhi wathi ungaqali ukunatha kumbe ungcolise umzimba wakho loba ngayiphi indlela lokhu yikungaziphathi uyazi futhi ubuntwana bami ubutsha bobujaha mayelana labesifazana futhi ngobungcono bami kanyikazi loba yisiphi isikhathi ngibe necala ngalokho inkosi yangisiza ngalezo zinto futhi lapho sisiya phambili liza kubona ngakho-ke unganathi kumbe ungabheki kumbe ungazithaphazi umzimba wakho ngoba kuza kuba lo msebenzi wakho wokwenza lapho usukhulile awu ngatshela lokhu umama futhi wangihleka nje futhi ngangiphaphatheka nje wabiza udokotela futhi udokotela wathi awu wethukile yikho kuphela ngakho wangilalisa embhedeni futhi angikaze kusukela lolo suku kusiza kulolu angikaze ngedlule kuleso sihlahla futhi ngangisesaba ngangihamba phansi ngakwelinye icele lesivande ngoba ngangicabanga ukuthi kwakule ndoda phezu kwaleso sihlahla futhi yayikhuluma lami ilizwi elikhulu elijulileyo elakhulumayo futhi-ke kwesinye isikhathi phose inyanga emva kwalokho ngangidlala ugwin phandle labafo wethu abancinyane phandle egumene laphambili futhi khona lapho ngezwa umuzwa ongajwayelekanga usiza kini futhi ngema futhi ngahlala phansi eceleni kwesihlahla futhi sasikhona phezulu ngasekhunjini lomfula i-Ohio futhi ngakhangela phansi e-Jeffersonville futhi ngabona ibholorho phakama phezulu futhi ngiquma ngalapho mfula ububanzi bomfula futhi ngabona abantu abalitshumi lesithupha ngaba bala labo abawayo kulokhu futhi balahlekelwa zimpilo zabo kulelo bholoho. Ngagijima ngokuphangisa sibili futhi ngatshela umama wami futhi wacabanga ukuthi ngangiyelana, kodwa bakugcina engqondweni futhi iminyaka engamashumi amabili lambili kusukela lapho ibholoho likamasipala manje lelo abaningi benu elilicaphayo lapho licapha lapho ladlula phezu komfula endaweni efanayo, futhi amadoda abalichumi lesithupha balahlekelwa impilo zabo besakha lelo bholoho lidlula phezu komfula.
Akukaze kuphuthe ukuba liqiniso elipheleleyo njengokuba likubona khona lapho ehholi kuhlezi kuyileyo ndlela sonke isikhathi. Manje bacabanga ukuthi ngangethukile nje khona ngingumuntu owethukayo. Lokho kuliqiniso futhi uba uke wananzelela abantu abayamele ekubeni ngabakamoya bayethukathuka. Khangela imbongi labaprofethi futhi ukhangele uWilliam Cooper owabhala leyo ngoma edumileyo, kukhona umthombo ogcwele igazi elidonswe emathanjeni ka-Emmanuel selike la iyayazi ingoma nama engcwabelayo kungasikude umfowethu Julius. Ngiyakhona kangazi hatshi yebo kunjalo, waye lathi khonale engcwabeni lakhe futhi futhi lapho emva esebhaleleyo ngoma ukuhola kukamoya kwamthiya wazama ukudinga umfula ukuthi azibulale. Bona umoya wa sumthiya futhi abantu abanjengembongo futhi labalobi futhi kumbe hatshi ngitsho abaprofethi. Khangela u-Elija lapho esima phezu kwentaba futhi wabizela umlilo ezulwini futhi wabiza izulu ezulwini. Khona-ke lapho umoya umthiya wabaleka ngokusongelwa ngumfazi futhi uNkulunkulu wamfumana ezigoqile ngemva ebhalwini emva kwensuku ezingamashumi amane. Khangela uJona elokuholwa kukamoya okweneleyo lapho inkosi imgcobile ukuthumayela lapho eNiniva kwaze kwathi idolobho elingange St. Louis laphenduka belezigqoko zamasaka. Futhi-ke lapho umoya umthiya kuyini okwenzakala kuye? Ngithola phezulu entabeni emva umoya usumthile ekhuleka kuNkulunkulu ukuthi athathe impilo yakhe. Futhi uyabona ngikukholwa kukamoya futhi lapho izinto lezi senzakala kwenza enye into kuwe. Khona-ke ngiyakhumbula ngithuthuka ngikhula ngafika ekube ndijaha ngizaphangisa ngifinyelele kokulandelayo okulutshwane. Lapho ngisiba lijaha ngangile mkhumbulo njengamajaha onke ngangisiya esikole ngawafumana wona amankazana amancinyane. Liyazi ngangile nhloni sibili liyazi futhi ekugcineni ngacina ngifumana umngane wenkazana encinyane futhi njengabafana bonke abancinyane phose iminyaka elithumi lanhlanu ubudala ngiyathemba. Futhi futhi khona wayemuhle mina bo wayelamehlo anjenge wejuba futhi wayelamazinyo anjenge parela futhi lentamo enjenge dada futhi wayemuhle sibili. Futhi omunye umfana omncinyane yena zasi ngabangani khona wathatha i-T4 yohlobo lwakudala kababa wakhe futhi saphuma la mankazana ethu futhi sasiza bathatha siphume labo phandle sihamba ngemoto. Sasi leyeneleyo ukuthenga amagaloni amabili amafutha emoto kwakufanele sijikele phezulu ivili langemuva ukuze sikerenke. Futhi kangazi kumbe liyake likukhumbule lokho kumbe hatch liyazi ukuyikerenka kodwa sasihambisana kuhle. Futhi-ke ngangilamapeni amalitshwane ezikhwameni sami futhi sama endaweni encinyane futhi sathola wawungathenga isankwethi elilenyama ngepeni. Futhi-ke nganginothile ngangingathenga amanye awo bona. Futhi emva kokuba sesidlile amasankwethi futhi sanatha ikhokho ngasuka ngibuyisela amambodlela. Futhi okwangimangalisayo lapho ngiphuma phandle abafazi base beqalile nje ukuwa emuseni kuleso sikhathi kumbe ebufazaneni. Ijuba lami elincinyane lalibhema igwayi. Awu, ngangihlezi ngilombono wami ngomfazi obhema igwayi futhi angikawutshintshi lakancinyane kusukela kuleso sikhathi kusiya. Kunjalo kuyinto ephansi kakhulu angayenza futhi kunjalo sibili. Futhi ngacabanga manje inkampani yegwayi ingalwisana lami ngalokho. Kodwa ngiyalitshela lokho nje liqinga likadeveli ngumbulali omkhulu lomcithi leli lizwe elilakho. Ngaba ngcono umfana wami abe yisidalo kulokuba umbhemi wegwayi. lelo liqiniso ngaba ngcono ngibone umkami elele esibuyeni edakiwe kulokumbona elegwayi yikho oku manje lumoya kaNkulunkulu olami uba lo ungumoya kaNkulunkulu njengoba lingakubuzi lina elibhema igwayi lilethuba elincinyane lapho lifika lapho ngoba lokho nje donke isikhathi uyakunanzelela kuplatform ukuthi ukucala kanjani khona kuyinto embi tukakhatshana lapho bafazi uba benilecala ngalokho ngiyacela ngebizo likaKristu suka khatshana lapho kuya kwephula kuza kubulala kuza kuyimvukuzane egcweleni odokotela bayazama ukulixwayisa lini futhi ke ukuthi bangalithengisela njani leyo uba usehla usiya esitolo semithi futhi uthi thenga ngifuna ukuthenga imvukuzane yamasenti angamashumi amahlanu ngani bangeza babavaleli kodwa lapho uthenga igwala lamasenti alichumi uthenga into efanayo odokotela batho njalo o leli ilizwe elihlanyiswa yimali kubi kakhulu uyabulala kwafakazwa aw lapho ngibona leyo nkazana encinyane enhle isenza nje ingani ihlanganiphile leli gwayi lisesandleni sakhe lokho kwaphosa kwangibulala ngoba ngangicabanga ukuthi ngiyamthanda sibili futhi ngacabanga aw manje ngibizwa ngingozonda abafazi ngiyakwazi lokho ngoba ngihlezi ngingani ngimelana labafazi kodwa hhathi ukumelana lani bodade ngimelana nje le ndlela abafazi besimanje abenza ngayo kunjalo abafazi abalungileyo kufanele basekelwe kodwa ngiyakhumbula umtshina wokuhluza kaba bami wokuhluza lokhu usebenza ngangimele ngibe khonani lamanzi futhi lezinto ngibona amanina amatsha ayengakedluli ijumi lesikhombisa ijumi lesificamunwembili yeminyaka yobudala phezule bela madoda alingana lami manje edakiwe futhi kwakufuze babakhuphe ibhabhalazi futhi babanike ikhofi emnyama ukuze bayefika ngekhaya ukuyapheka ukudla kwantambama kwamadoda abo o into enjalo ngathi lesi kwakuyisitsho sami leso sikhathi ngabafanelanga uhlamvu oluhle oluhlanzekileyo ukubabulala ngalo kunjalo futhi ngabazonda abafazi kunjalo futhi kumele nje ngikhangele ukuhamba konke manje ukusuka ekucabangeni into efanayo ngakho kodwa kathesi umfazi olungileyo uligugu emqaleni wendoda kufanele ahlonitshwe yini umama wami ngowesifazane umkami unguye futhi bayathandeka futhi ngilezi nkulungwane zabodade abangamakristu labo engibahlonipha ngokuphakemeyo kodwa uba bengahlonipha lokhu uNkulunkulu abenze khona ubumama futhi nokuba yindlovu kazi uqobo lokho kulungile ngenye yezinto ezinhle uNkulunkulu angayinika indoda kwakungumfazi ngaphandle kosindiso umfazi yinto enhle uba engumfazi olungileyo kodwa uba engayisuli Solomon wathi umfazi olungileyo uligugu emqaleni wendoda kodwa omubi kumbe ongalunganga ungamanzi egazini lakhe futhi kunjalo kuyinto embi engenzakayo ngakho umfazi olungileyo uba ulomkakho olungileyo mfowethu fanele umhloniphe ngokuphezulu kunjalo fanele ukwenze lokho umfazi uqobo futhi bantwana uba ulomama oqobo lo ohlala ngekhaya futhi ezama ukukunakekela egcina impahla zakho zihlanzekile akuhambise esikolo ukufundisa ngoJesu fanele uhloniphe lowo mama omuhle omdala ngakho konke okuphakathi kwakho fanele uhloniphe lowo mfazi yebo numzana ngoba ungumama uqobo bakhuluma ngokungafundi kwasezintabeni zaseKentucky likubona phakathi kulokhu lapho abasemaphandleni abangelamphucuko abanye babo omama abadala phandle le bangeza lapha eHollywood futhi balifundise lina omama balamuhla ukuthi bakholiswa njani abantwana benu uyekele umntwana wakhe abuye kobunye ubusuku nenwele zakhe zonke zidilikile futhi nendebe esiwa ukubiza ngokuthi lokho izinto zokuzixomba ebusweni babo futhi nesiqoko sakhe sonke sifithizelwe eceleni elilodwa futhi ebe phandle ubusuku bonke edakiwe mfowethu uzathatha ezinye zensazi phezulu kwaleso sihlahla seyikhori futhi ngasoze aphinde aphume njalo ngiyakutshela uza futhi uba kade lilokuncinyane kokunene kwalokho beliza kuba le-Hollywood engcono khona lapho futhi esizwe esingcono kunjalo kuliqiniso zama nje ukuba ngowesimanje manje lokho ngamanye amacebo kaDeveni. Manje linkazana encinyane lapho ngimkhangela inhliziyo yami yopha futhi ngacabanga into encinyane ehawulayo futhi wathi, oh, ufuna igwayipili? Ngathi hatshi mama, ngathi kangibhemi. Wathi manje uthe kawudansi, babefuna ukuya emdansweni futhi ngangingeke ngikwenze, ngakho basebesithi kwakulo mdanso phansi le lokho abakubiza Sycamore Gardens. Futhi ngathi hatshi kangidansi. Wathi manje kawudansi, kawubhemi, kawunathi, ukholisa kanjani? Ngathi awu, ngithanda ukuthiya inhlanzi futhi ngithanda ukuzingela, lokho akuzange kumthokozise. Ngakho wathi thatha leli gwayi. Futhi ngathi hatshi mama, ngiyabonga kangibhemi. Futhi ngangimile phezulu kwematikati babe lebhodi ehonqolezileyo kumafodi akudala, ngiyakhumbula. Futhi ngangimile kuleyo matikati ngihlezi esihlalweni sangemuva yena lami. Futhi wathi utsho ukuthi awungeke ubheme igwayi? Wathi futhi thina amankazana silesibindi esineke kulaleso olaso? Ngathi hatshi mama, kangikholwa ukuthi ngiyafuna ukukwenza. Wathi indaba wena sisinyana omkhulu. Oh mina bo, ngangifuna ukuba ngubhili omkhulu omubi, ngakho ngangingafuni ubusisinyana. Bona ngangifuna ukuba yisibi esithola umvuzo, lowo kwakungumqondo wami ngempilo. Ngakho ngathi sisinyana, sisinyana, ngangingeke ngikumele lokho. Ngakho ngathi nginika lo sandla sami seluliwe, ngathi ngizamtshengisa ukuba ngingusisinyana kumbe hatshi. Ngathatha lelo gwayi futhi ngaqala ukulumathisa umentshisi. Manje ngiyazi wena manje kangiyila mlandu walokho okucabangayo, ngilo mlandu okukhuluma iqiniso. Lapho ngiqala ukulumathisa lelo gwayi, nginqanele nje kangako ukulibhema njengalokhu ngiphakamisa iBhayibhili le. Bona ngezwa enye into ihamba. Ngazama futhi ngehluleka ukulifikisa emlonyeni wami futhi ngaqala ukukhala. Ngayijikela phansi leyona, baqala ukungihleka futhi ngaya ngekhaya. Ngadlula phakathi ensimini, ngahlala phansi phandle le ngikhala futhi futhi kwakuyimpilo esabekayo. Ngikhumbula kolunye usuku ubaba wayesiya phansi emfuleni labafana, mfowethu la kwakumele sithathe isikebhe futhi senyuke njalo sehle phansi emfuleni, idinga amambodlela okufaka iwhisky phakathi. Ngathola ipen kwali dozen awu ukuwadobha malungana nomfula. Futhi ubaba wayelami futhi wayelokunye kwalokhu okuncinyane okuyisipatala ngiyakholwa zaziphosa zibe ngamaphayinti embodlela. Futhi kwaku lesihlahla esasiwele phansi futhi ubaba futhi lindoda yayilaye umnu Don't Push. Ngangile yakhe wayele skepe sihle futhi ngangifuna ukuthola isisa kuyi, ngoba ngangifuna ukusebenzisa leso iskepe. Sasile sigwedliso esihle futhi esami sasingela sigwedliso ngitsho. Thina sasi lama planka amadala nje okugwedlisa ngawo, futhi uba wayengangivumela ukusebenzisa leso skepe. Ngakho wenza okokuthisela futhi wenzela ubaba imthina yokuhluza. Ngakho yena bakhweza unyawo lwabo kuleso sihlahla futhi ubaba finyelela esikhwameni sakhe sangemuva futhi wahwatha imbodlela encinyane eyisipatalala yewhisky wamqobela futhi wanatha. Wayibuyisela kubaba futhi wanatha futhi wayibeka phansi ehlumeleni elincinyane eceleni kwesihlahla lelo elaphuma phandle. Futhi umnu Don't Push wayidobha wathi, nanku lapha bhiya. Ngathi ngiyabonga kanginathi. Wathi owakho Brana futhi unganathi? Bonke bafa begqoke izicathulo zabo phose. Futhi wathi owakho Branham futhi unganathi? Ngathi hatshi mnumzana, hatshi. Ubaba wathi ngakhulisa indoda mfazi eyodwa, ubaba wami engibiza ndoda mfazi. Ngathi iqubela leyo mbodlela futhi ngadonsa leso sivalo, ngayivula nginqonele ukuyinatha futhi ngathi ngiqala ukuyiphakamisela phezulu. Ngayibuyisela imbodlela futhi ngasibathela ngejubane lonke phakathi kwensibi ngikhala. Enye into yayingavumeli ukuba ngikwenze. Bona angeke ngitsho ukuthi ngangelungile, nganginqonele ukukwenza, kodwa uNkulunkulu umusa, umusa omangalisayo owangigcinayo ekwenzeni izinto lezi. Ngangifuna ukuzenza ngokwami, kodwa yena kazange athande angivumele ukukwenza. Ngokuya kwesikhathi ngathola inkazana lapho sengile minyaka elithumi lambili ubudala. Wayeyisithandwa, wayeyinkazana ehamba ebandleni, iGerman Lutheran. Ibizo lakhe lalingu Brumba, Brumbach, livela ebizweni lokuthi Brumbo. Futhi wayeyinkazana enhle, wayengabhemi loba ukunatha kumbe wayengadansi kumbe loba yini. Inkazana enhle ngahamba laye okwesikhatshana. Futhi ngangi khona-ke phose amathumi amabili lambili, ngenza imali eneleyo, ngaze ngazithengela ifort endala. Futhi nga sasiphuma ndawonye ekuhambisaneni. Futhi-ke leso sikhathi kwakungela bandla le-Lutheran eduzane, babe sukile e-Hoedspruit phezulu le. Futhi-ke kwakukhona umthumayelo lo owangigcobayo ebandleni le-Missionary Baptist, uDokotela Roy Davis, udade abusho yena kanye owathuma umfowethu abusho kimi kumbe wakhuluma laye ngami, uDokotela Roy Davis. Futhi-ke wayechumayela futhi wayelebandla le-First Baptist, futhi ngangikholwa ukuthi kwakulibandla le-First Baptist kumbeni kwakuyimishini elibizwa ibandla le-Missionary Baptist e-Jeffersonville. Futhi wayechumayela kuleyo ndawo ngaleso sikhathi, futhi sasihamba ebandleni ebusuku, ngakho futhi sasiphenduka. Futhi ngangingakaze ngijoyine ibandla, kodwa ngangithanda nje ukuhamba layo ngoba ingqondo emqoka kwakuyikuhamba laye, kungaba ngcono nje ngithembeke. Ngakho-ke lapho ngihamba laye, futhi ngolunye usuku nga wayephuma emulini enhle, futhi ngaqala ukucabanga, uyazi kumelanga ngiqede isikhathi senkazana leyo, khona kakulunganga ngoba wayeyinkazana elungileyo, futhi mina ngingumyanga. Futhi nga ubaba wami wayehlala egula, futhi nganga kwakungela ngitsho indlela yokumnakakela inkazana enjengaleyo owayejwayele ikhaya elihle futhi lezicapha esibuyeni. Ngiyakhumbula isicapha sokuqala engake ngasibona, ngangingazi ukuthi sasiyini. Ngakhekheleza emaceleni, ngacabanga ukuthi kwakuyinto enhle esengake ngayiboni empilweni yami. Bangafaka kanjani into enjalo esibuyeni? Kwakuyisicapha sokuqala engake ngasibona. Kwakungesinye salezi ngiyakholwa sibizwa isicapha esalukiwe. Ngaba ngikhulume ngoku ngayisikho okohlobo olunye umluko kumbe into eyalukiweyo ndawonye, futhi iyendlalo esibuyeni. Ubuluhlaza lobu bomvu obuhle, futhi le rose elikhulu elelukwe phakathi laphakathi kwakho, uyazi kwakuyinto enhle. Futhi-ke ngiyakhumbula nganquma ingqondweni yami ukuthi ngangiza ngicela ukuthi angigane kumbe kumele ngisuke futhi ngithiye enye indoda elungileyo imgane, omunye ozaba elungile kuye, ongamnakakela futhi ebelesineke kuye. Ngingaba ngilesineke kuye, kodwa ngangisenza amasenti alithumi lambili ngehola, ngakho ngangingeke ngimnakakele kangako. Futhi mina nemuli yonke esasimele sinakekele, futhi ubaba ephundlekile ngempilakahle, futhi kwakumele ngibanakekele bonke, ngakho ngangisiba lesikhathi esinzima sibili. Ngakho ngacabanga, awu into kuphela kimi ukuyenza ngikumtshela ukuthi nini yena angisoze nje ngiphenduke, ngoba ngacabanga kakhulu ngaye ukona impilo yakhe nokumthiya eziyenga ngami. Futhi-ke ngacabanga ukuba omunye engamthola futhi amgane enze ikhaya elihle, futhi mhlawumbe uba ngangingeke ngibe laye ngangingaba kwazi ukuthi uyajabula. Ngakho ngacabanga, kodwa nje ngangeke ngithiyane laye. Futhi ngangisesimeni esibi, futhi usuku ngosuku ngangicabanga ngakho. Ngakho ngangilenhloni kakhulu ukumcela ukuthi angigane. Ubusuku bonke ngangisenza isinqumo sami ngizamcela, futhi lapho kuyini lokhu amavivane kumbe enye into oyitholayo kweyakho. Lonke lina bazalwane phandle lephosi laba lesehlakalo esifanayo ngalokho, futhi umuzwa ongazwisekiyo ubuso bami babuchisa. Ngangingazi ngangingeke ngimcele ngakho ngithemba liyamangala ukuthi ngagana njani liyazi ukuthi ngambhalela incwadi futhi ngamcela futhi ke yena manje kwakungeyisikho inkosazana ethandekayo kwakugxile kakhulu kancane liyazi eceleni kothando kulalokho kwakungeyisiso nje isivumelwano khona kwaku ngayiloba yona ngobu ngcono engibenelisayo futhi ngangisesaba kancane umama wakhe mama wakhe wayengani ulukhulu futhi kodwa uyise wayengumdatshi othambileyo omdala indoda enhle nje endala wayengumqoqi wabantu amadoda esitimeni esipolweni ehola phose amakhulu amahlanu amadola ngenyanga kuzona lezo zikhathi futhi mina ngihola amajumi amabili amasenti ngehola ukugana indodakazi yakhe ngaba kwazi lokho ungeke sebenze futhi umama wakhe waye manje inkosikazi elungileyo futhi yena wayeluhlobo lwabanye labo beqembu laphezulu liyazi futhi angani isibanja liyazi futhi ke wayengelani lokwenza ngami kangako loba kanjani ngangi ngumfana omdala wemakhaya ohawulayo futhi wayecabanga uHope wayefanele ahambe lohlobo olingcono nomfana futhi ngicabanga wayeqondile futhi ke kodwa ka ngangizange ngikucabange ngaleso sikhathi ngakho ngacabanga awu manje ngangikwazi ukuthi njani ngingeke ngicele ubaba wakhe futhi ngiqinisekile kangiyikucela umama wakhe futhi ke kumele ngiqale ngokumcela kuqala ngakho ngase ngibhala mina incwadi futhi lokho kusa endleleni ngisiya emsebenzini ngayiphosela ebhokisini lencwadi incwadi sasisiya ebandleni ngolwesithathu ebusuku futhi lokho kwakungomvulo ekuseni ngazama usuku lonke ngesonto ukumtshela ukuthi ngangifuna ukuthatha futhi nje ngangingakwanisi ukuqunga isibindi seneleyo ngakho ke ngayiphosela ebhokisini lencwadi futhi ngiqube ngisemsebenzini lolo suku kwenzakala ngacabanga pho uba umama wami ebambeleyo ncwadi oh mina bo khona-ke ngabakwazi sengonakele uba eseke wayibamba ngoba wayengelandaba kangako ngami awu ngangikuginqela nje futhi olwesithathu lolo ebusuku lapho ngisiza oh mina bo ngacabanga ngizafika njani phezu lapho kuba unina ebambeleyo ncwadi uza ngihwatsha sibili ngakho ngithemba uyitholile ngayibhalela kuHope lelo kwakulibizo lakhe futhi-ke ngathi ngizayibhala nje phandle isiya kuHope futhi-ke futhi ngacabanga mhlawumbe engabe engayibambanga ngakho ngabakwazi ngcono kuloku maphandle futhi ngitshaye iwuta ukuze aphume phandle oh mina bo futhi loba nguphi umfana ongelasibindi eseneleyo esokuya endlini futhi aqoqode emnyango futhi acele inkazana akala msebenzi wokuba phandle laye kungenani kunjalo sibi lokhu kuyibuzanga lokhu uchiphile futhi-ke ngamisa ifodi yami endala uyazi futhi ngangiyenze yacazimula okuzwayo futhi-ke ngaya futhi ngaqoqoda emnyango maye umama wakhe weze emnyango yehluleka lokuzibamba ukuphefumula kwami ngathi kunjani inkosikazi Brumbach yebo what kunjani William ngacabanga William futhi what ngangena phakathi ngathi ngiyabonga ngangena phakathi komnyango ngathi engabe eselungele na uHope futhi khona nje nango esiza uHope eseqayeqa phakathi endlini inkazana nje phose elethubi lesithupha futhi what sakubona bi futhi ngathi sakubona Hope futhi ngathi usulungele ukuya ebandleni what umzuzu nje ngacabanga oh mina bo akazange ayitholi akazange ayitholi kuhle 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 uHope akazange ayitholi layo ngakho kuyabe kulungile ngoba wayeza kuba ekhulumile khona kimi ngakho ngezwa kuhle sibili futhi-ke lapho ngifika ebandleni kwenzakala ukuba ngicabange aluba eyitholile bona futhi ngangizange ngizwe lokho udokotela uDavis ayekutsho ngakhangela kuye futhi ngacabanga kuba mhlawumbe eyigodlile nje futhi uza ngitshela okwamagama lapho ngiphuma phandle lapho ngokumcela lokho futhi ngangingezwa lokho umfowethu uDavis ayikutsho futhi ngakhangela kuye futhi ngacabanga mina bo ngazonda ukumthiya kodwa futhi ukuqedelana kuyeza sibili ngakho emva kwebandla saqala ukuhamba sisehla esitaladeni sisonke sisiya ngekhaya futhi-futhi-ke saya ku-Fort endala futhi-ke sonke isikhathi inyanga yayikhanya ikhazimula liyazi ngakhangela ngakuye futhi wayebukeka mfana ngakhangela kuye futhi ngacabanga mina bo ngithanda kangakanani ukuba laye kodwa ngithemba angingeke futhi-ke ngakhamba phambidlana nje uyazi futhi ngamkhangela njalo ngathi ngabe usizwa njani lobo busuku wathi o ngikahle futhi samisa i-Fort endala futhi saqala ukuphuma uyazi khona ngaseceleni sahamba sabhoda ekhoneni futhi saya endlini yangakibo futhi sengisiya emnyango kanye laye ngacabanga uyazi engxenye kazange ayithole incwadi ngakho-ke lami nje ngcono ngikhohlwe ngakho ngakuba leyinye iviki eyengeziweyo kungenani ngakho ngaqala ukuzwa kuhle sibili wathi bhili ngathi yebo wathi ngiyitholile incwadi yakho oh mina bo ngathi uyitholile wathi aha awu waqhubeka nje ehamba ngazange atsho elinye ilizwe ngacabanga mfazi ngitshele ulutho ngixothele kude kumbe ungitshele lokho okucabangayo ngakho futhi ngathi uyibalile wathi aha mina bo uyazi ukuthi umfazi uyakugcina njani ukhangelele oh bengingakutsho ngaleyo ndlela uyabona bona kodwa kungenani liyazi ngacabanga kungani ungatsho enye into bona futhi ngaqhubeka ngihamba ngathi uyibale yonke na futhi yena aha ngakho ngase siphose sesisemnyango futhi ngacabanga mfana ungangifikisi egosini ngoba ngingehluleka ukugijima ngibachiye ngakho ngitshele khona kathesi futhi-ke ngaqhubeka ngilindele futhi wathi bili ngingathanda ukukwenza lokho wathi ngiyakuthanda unkulunkulu abusise umphefumulo wakhe manje usekazimulweni wathi ngiyakuthanda wathi ngicabanga kumele sitshele umzali wenu abazali ngakho awucabangi njalo futhi ngathi sithandwa lalela kasiqalise lokho khona kanje sikwethule kulingane nxazonke ngathi ngizatshela ubaba wakho uba wena ungatshela umama wakho ngiphosela ingxenye enzima kuye okuqala ngakho wathi kulungile uba ungatshela ubaba kuqala ngathi kulungile ngizamtshela ngesonto ebusuku futhi-ke ubusuku bangesonto bafika ngamletha ngekhaya sivela ebandleni futhi nga waqhubeka elokhu engikhangela futhi ngakhangela futhi kwase ngelasificamunwemunye lengxenye kwase kuyisikhathi sokuthi ngihambe ngakho uchaa wayehlezi etafuleni yakhe ethayipha futhi unkosikazi Brumberg ehlezi ekhoneni eseluka okuthile yazi kumbe izidingilizi ezincinyane ozibeka zilenge ezintweni yazi kangikwazi ukuthi likubiza likuthini futhi-ke wayesenza okunye kohlobo lwezinto lezo futhi uhop wayelokhu ekhangele kimi futhi wayengihwaqela uyazi ngakhombele kuyise futhi mina oh mina bo ngacabanga pho-ke uba engathi hatshi ngakho ngasuka ngisiya emnyango ngathi awu ngibona kungcono ngihambe futhi ngaya emnyango futhi-futhi laye waya emnyango lami wayehlala ebuya emnyango futhi angitsheli ulale kuhle ngakho ngaya emnyango futhi wathi kanti bawumtsheli yini futhi ngathi aha ngathi ngiyazama sibili ukumtshela kodwa angikwazi ukuthi ngizakwenza njani futhi wathi ngizabuyela nje futhi wena umbizele phansi ngakho wabuyela phakathi futhi wangichiya ngimile lapho futhi ngathi Charlie wachibilika futhi wathi yebo bi ngathi ngingakhuluma lawe nje okomzuzu wathi sibili wachibilika etafuleni lakhe unkosikazi Brumberg wamkhangela wakhangela kuhop futhi wangikhangela futhi ngathi ungaphumela phandle egosini futhi yena wathi yebo ngizaphumela phandle ngakho waphumela phandle egosini ngathi sibili ngibusuku obuhle ngayisibo na futhi wathi yebo kuyibo ngathi sibili bekukhudumala sibili bekunjalo yena wangikhangela ngathi bengisebenza kanzima ngathi uyazi ngitsho nezandla zami sezisiba lamathuthuva wathi ungamthatha bhili
oh
mina bo ungamthatha ngacabanga oh lokho kungcono ngathi ukutsho sibili Charlie wathi ngathi Charlie khangela ngiyakwazi ukuthi uyindodakazi yakho futhi wena ule mali futhi wafinyelela lapho futhi wangibamba ngesandla wathi bhili lalela imali kayisiyo yonke into empilweni yabantu ngathi Charlie yenza amasenti angamajumi amabili kuphela ngehola kodwa ngiyamthanda futhi laye uyangithanda futhi ngiyakuthembisa Charlie ukuthi ngizasebenza kuze kuthi lezi amathuthuva asuke ezandleni zami ukunakekela ngizaqiniseka kuye nje ngokukwanisa kwami wathi ngiyakukholwa lokho B wathi lalela B ngifuna ukukutshela wathi uyazi ukuthokoza kakuthathi imali yodwa ukuba uthokoze wathi woba nolungileyo nje kuye futhi ngiyakwazi uzakuba njalo ngathi ngiyabonga Charlie ngeqiniso ngizakwenza lokho khona-ke kwase kuyisikhathi sakhe sokutshela umama kangazi ukuthi ngabe wakwenza njani kodwa sachata ngakho lapho sesichatini sasingelalutho lwendlini ngicabanga sasila amadola amabili kumbe amathathu ngakho sarenta indlu yasibizela amadola amane ngenyanga kwakuyindawo encinyane elezindlu ezimbili ezindala futhi omunye umuntu wasipha umbhedo omdala ogoqwayo ngingazi uba ekhona owake wabona umbheda ogoqwayo omdala futhi basipha lokho futhi ngase ngisiya phansi esiyazi le Roberts futhi ngathola itafula encinyane elezitulo ezinye futhi yona yayingapendwanga yazi futhi sathola lokho ngesikhathi futhi-ke ngase ngisiya kumnu webha owayethengisa impahla ezingasela msebenzi futhi ngathenga isitofu sokuphela ngasibhadalela amasenti angamajumi ayisikhombisa lanhlanu futhi idola lokuthile ezinsimbi ukungena phakathi kwazo samisa ikhaya futhi ngiyakhumbula ngithatha futhi ngipenda umfanekiso weluka ishambo ezitulweni lapho ngizipenda futhi sasithokoza loba kunjalo sasizuzene yikho okwakudingeka futhi unkulunkulu ngesihawu sakhe nobuhle bakhe sasingababili abancinyane abathokozayo abangaba khona emhlabeni ngafumana lokhu ukuthi ukuthokoza kakubalelwa ekuthini ulokunenge okunganani okwempahla zomhlaba olazo kodwa ukuthi usithiseka okunganani ngesabelo osabelwayo futhi emva kwesikhathi uNkulunkulu wehla phansi futhi kwakusisa ikhaya lethu elincinyane saba lo mfana omncinyane ibizo lakhe kwakungubhilly paul ukhona enkonzweni kathesla futhi emva kwesikhatshana kusukela la phose inyanga ezilithumi layo wasibusisa njalo ngenkazana encinyane ethiwa ngusharon rose ithathwa kubala lokuthi irose lasesharon futhi ngiyakhumbula ngolunye usuku ngangigcine imali yami futhi ngizathatha ikhefu elincinyane ngisiya phezulu endaweni ipopo lake ukuyathiya futhi endleleni yami ngiphendula futhi ngesikhathi lesi ngichiya phandle ukuguquka kwami ngaguquka futhi ngagcotshwa ngudokotela roy davis ebandleni le-missionary baptist futhi ngase ngingumthumayeli futhi ngile thebhanekeli engithumayela kilo kathesi Jefferson V futhi ngangiselusa ibandla elincinyane futhi kungela mali ngelusa ibandla iminyaka elithumi lesikhombisa futhi angizange ngithole ipeni elilodwa ngangingakholwa ekuthathe kwakungela ngitsho umganu wokunikela phakathi kwalo futhi kukho okwethumi engangilakho kuvela emsebenzini futhi lokunjalo kwakule bhokisi elincinyane ngemuva kwesakhiwo kusithi isiboniso esincinyane kuhle njengoba likwenzele komunye walaba abancinyane bami likwenzele mina futhi-ke yiyo indlela ibandla elabhadalelwa ngayo sasile sikwelete seminyaka elithumi ukubhadala futhi sabhadalwa iminyaka emibili ingakapheli futhi angizange ngithathe umnikelo loba wohlobo luphi futhi-ke ngangile amadola amalutshwane engangiwagcinile ikhefu lami wayesebenza laye e-Fine's Shirt Factory inkazana ethandekayo enhle futhi ithuna lakhe mhlawumbe lilo ngoqwane lamhlanje kodwa ulokhu esenhlizweni yami. Futhi ngiyakhumbula lapho esebenza nzima ukungincedisa ukuba ngemali eneleyo ukuya kuleli damu elikhulu ukuyathiya. Futhi lapho ngiphenduka ngivela edamu elikhulu, ngaqala ukubona ngingena emishawaka futhi le-South Bend, Indiana. Futhi ngaqala ukunanzelela izimoto lezo ezazilesiboniso ngemuva esithi, uJesus kuphela. Futhi ngacabanga, lokho kuyamangalisa, uJesus kuphela. Futhi ngaqala ukunanzelela lezo ziboniso futhi zazindawo zonke, kusukela emabhayisikilini, amafoni, amakhadini, loba yini okunye, uJesus kuphela. Futhi ngalandela okunye kwazo phansi futhi bafika ebandleni elikhulu kakhulu. Futhi ngathola ukuthi babengamaPentecost. Ngangizwile ngamaPentecost kodwa babelixuku labagiqiki abangcwele ababelala esibuyeni futhi bekhihliza amagwebu emlonyeni yabo. Futhi layo yonke into abangitshela ngayo, ngakho ngangingafuni ulutho lokwenza ngakho. Ngakho ngabezwa bonke beqhubeka phakathi lapho. Futhi ngacabanga ngikholwa, ngizangena nje phakathi. Ngakho ngamisa ifodi yami endala futhi ngangena phakathi. Futhi bonke ukuhlabela osowake wakuzwa empilweni yakho. Futhi ngabuya ngathola ukuthi kwaku lamabandla amabili amakhulu, elinye la libizwa i-PA ye-JC, i-PA ye-W. Abaningi benu lina bantu lingakhumbula lezo ezindala inhla ngicabanga sezimanyene, zibizwa manje futhi babizwa ibandla le-United Pentecostal. Awu, ngalalela abanye babafundisi babo futhi babemile khonapho. Oh, babefundisa ngoJesu futhi lokuthi wayemkhulu okunganani, futhi lokuthi yonke into yayinkulu okunganani, futhi mayelana kobhaphathizo lukamoya ongcwele. Ngacabanga kuyini abakhuluma ngakho. Futhi emva kwesikhatshana omunye umuntu weqela phezulu futhi waqala ukukhuluma ngendimi. Awu, ngangakaze ngizwe into enjengaleyo empilweni yami. Futhi nangu esiza omunye umfazi othile phezulu lapho egijima ngamandla onke. Khona-ke bonke baphakama futhi baqala ukugijima. Futhi ngacabanga, awuke mfowethu, isibili ngabala kuziphatha ebandleni beklabalala njalo bememeza futhi beqhubeka. Ngacabanga lixukubani elinje, kodwa uyazi enye into ngakho sikhathi eside ngihlezi lapho ngakuthanda kangcono. Kwakulenye into eyayikhangeleka ukuba nhle sibili. Futhi ngaqala ukubakhangela futhi kwaqhubeka. Ngacabanga ngizaba bekezelela okwesikhatshana ngoba ngiza ngiseduze lasemnyango. Uba enye into iqalisa nje mahlayana, ngizagijima ngiphume komnyango. Ngiyazi lapho imota yami epakwe khona ngasekhoneni nje. Futhi ngaqala ukuzwa abanye babo abachumayeli babe izifundiswa lezifundi. Ngani? Ngacabanga lokhu kuhle. Ngakho kwafika isikhathi sokudla kwantambama. Futhi bathi wonke umuntu kabuye ekudleni kwantambama. Kodwa ngacabanga, mana okomzimu, ngile dola lamasenti angamachuma isikhombisa lanhlanu ukuya ngekhaya. Futhi nga yikho kuphela engangilakho okwemali yamafutha. Kwakuthatha yona leyo ukungisa ekhaya. Futhi ngangile Ford yami endala. Kwakuyi Ford enhle endala, yayingahlehlelanga emuva, yayinjengale iphandle lapha isiphelile. Futhi ya khona nje ngiyakholwa sibili ukuthi leyo Ford yayingahamba amamayila angamachumi amathathu ngehola. Kodwa yebo, kwakulichumi lanhlanu usiya ngalindlela futhi ichumi lanhlanu ngalindlela. Uyabona, kubeke ndawonye ulamachumi amathathu. Futhi ke ngacabanga, awu, lobo busuku ngiyacabanga ngizahamba phandle emva kwe ngangihlalele inkonzo yobusuku. Futhi wathi bonke abachumayele kungenani le nhlanganiso yesonto, buzanini kuplatform. Awu, sasifika phosi amakhulu amabili lapho ngaya phezulu. Futhi ke wathi manje kathi sila sikhathi ukuba lonke lichumayele. Wathi hamba njengalapha futhi uzitsho ukuthi ungubani nalapho uvela khona. Awu, ngafika isikhathi sami ngathi William Branham Baptist Jeffersonville, Indiana, ngedlula. Ngangisizwa bonke bezibiza ngokwabo Pentecostal, 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 PA ye-W, PA JC, PA WP. Ngahamba lapho ngacabanga, awu, ithemba indlubu esephokweni. Ngakho ngahlala phansi ngalindele. Futhi lolo suku babe laba kahle abachumayeli abancane phandle lapho. Futhi babechumayele okulamandla. Futhi ke bathi lo uzalethela umbiko lobu busuku ngiyakhohlwa
babembiza mdala futhi labachumayeli babo kulokuthi umhlonitshwa kwakungumdala
futhi baletha indoda endala ensundu phandle lapho futhi yayileyinye yalawa majazi esidala esifundisi angithembi ukuthi selake labona elilodwa umsila omude wenkwilimba ngemuva liyazi kanye lekhola yevelvet futhi wayelomzila omhlophe omncinyane wenwele ozungeza ikhanda lakhe
indoda endala ehawulayo yaphumela phandle njengalokho ngiyazi futhi wemakhonapho njalo wathibilika futhi lapho abachumayeli bonke babe chumayele ngojesu futhi lomkhulu lokuthi wayemkhulu okunganani lokunjalo leyo ndoda endala yathatha umbhalo wayo kujobe
wawungaphi lapho ngibeka isisekelo somhlaba kumbe lapho inkanyezi zokusa zihlabelela ndawonye futhi amadodana kaNkulunkulu ememeza ngentokozo futhi indoda endala ehawulayo ngacabanga kungani bengabekanga abanye bamadoda amatsha phezulu lapho ukuchumayela okukhulu indawo yayigcwele futhi iminyene futhi ngacabanga kungani bengenzanga lokho ngakho-ke lapho lindoda endala kulokuchumayela lokho okwenzakala phansi lapha emhlabeni waqala ukuchumayela ngalokho okwenzakala ezulwini sonke isikhathi awu wamsusa phezulu ekuqaleni kwesikhathi futhi wamletha emuva ekubuyeni kwesibili phansi kumcilo wamakhosikazi onqumisileyo ngani angikaze ngizwe ukuchumayela okunje empilweni yami phosi ngaleso sikhathi umoya wamtshaya weqa phezulu phosi kangaka futhi watshayanisa izithende zakhe ndawonye waphosa amathombe akhe emuva futhi wahamba eqoqomele esuka kuleyo platform wathi ngalila ndawo engeneleyo phezu lapha ukuze ngichumayele futhi wayele ndaweni enye kulengilayo lapha
ngacabanga uba lokho isenza indoda elupheleyo iziphathe njengalokho khona kuza kwenze njani uba kusiza phezu kwami ngacabanga mhlawumbe ngifuna okunye kwalokho yindaba waphuma phandle lapho ngezwa ngizwela lindoda endala kodwa lapho esuka ngase ngizizwela ngokwami futhi ngamkhangela ehamba esuka lapho ngaphuma phandle lobo busuku futhi ngacabanga manje ukusa okulandelayo kangiyikuvumela umuntu ebekwazi ngaphi nokuthi ngingubani ngakho ngahamba futhi lobo busuku ngelula ibhulugwe lami ngathatha ngahamba phandle phakathi kwensimu yomuntu ukuyalala futhi ngehla phansi futhi ngazithengela amabhanzi omileyo wena ngathenga ipaketi lawo eligcweleyo ngesenti kwakule mpompi yamanzi phansi lapho ngakha amanzi ngakho ngabakwazi ukuba lokho kuzangijova okwesikhatshana ngakho ngazikhela amanzi ngawanatha futhi ngahamba futhi ngadla amabhanzi ami futhi ngaphenduka futhi nganatha amanye amanzi ngaphumela phandle ensimini yomumbu ngathatha izihlalo ezimbili futhi ngendlala ibhulugwe lami elizozo phakathi lapho ngalelula esihlalweni futhi lobo busuku ngakhuleka phose ubusuku bonke ngathi inkosi kuyilokho engene kukho angaze ngibone abantu abaleyinkolo enje empilweni yami futhi ngathi ngisize ukuba kwazi ukuthi lokho konke kumayelana ngani futhi ekuseni okulandelayo ngaya khona lapho basinxusa ekudleni kwekuseni ngoba ngangingeke ngize ukuzokudla labo ngoba ngangingelalutho lokufaka emnikelweni futhi ngabuyela nje emuva futhi ekuseni okulandelayo lapho ngingena phakathi ngani ngadla amanye amabhanzi ami futhi ngahlala phansi futhi bafika kumayikrofoni futhi ngangikaze ngibone imayikrofoni ngaphambili futhi ngangiyesaba leyo nto ngakho ba futhi yayilokuyintambo okuncinyane kulengaphezulu lapho futhi layo ilengaphansi eyinye yalawo amamayikhi alengayo njengawo futhi wathi izolo ebusuku kuplatform bekulomchumayeli osasemutsha lapha umbhaptisti ngacabanga sokungitholile manje futhi wathi ubengumchumayeli osasemutsha kulabanye kuplatform ibizo lakhe bekungubranham ukhona yini ongabe ekwazi ukuthi angabe engabi mtshele abuye sifuna ukuthi ethule umbiko wekuseni oh mina bo ngangigqoke iskipa esincinyane futhi lebhulugwa elinguzozo liyazi futhi thina amabhaptisti sikholwa ikuba ugqoke isudu ukuze uze kuphuphithi uyazi ngakho futhi
ngahlala ngathula zwi futhi ngaleso sikhathi babe lakho phezulu enyakatho leso sikhathi ngoba emhlanganeni wabo jikelele abantu abansundu babengeke babuye kuwo uba wawuse ningizimu babe labansundu lapho futhi ngangi ngowe ningizimu ngangilokho ngomise intamo yami uyabona ngacabanga ukuthi ngangi ngconywana kulomunye umuntu futhi kwenzakala ukuthi ekuseni lokho owayehlezi khona phansi eceleni kwami kwaku yindoda ensundu ngakho ngahlala ngamkhangela ngacabanga awu ungumzalwane futhi wathi ukhona owaziyo ukuba angabe engaphi uWilliam Branham ngajona phansi esihlalweni njengalokho ngakho wathi wakumemezela okwesibili wathi ukhona ophandle wasondeza duzane imike yakhe encinyane owaziyo ukuthi uWilliam Branham ungamtshele siyamfuna kuplatform okumbiko wekuseni yena ungumchumayeli webaptist ovela eningizimu yeIndiana ngahlala nje ngathula zwi futhi ngakhothama phansi uyazi akula muntu owayengazi loba kunjalo lowo mfana onsundu wakhangela kimi wathi ngiyakwazi ukuthi ungaphi ngacabanga ngangimele ngiqambe amanga kumbe ngenze enye into ngakho ngathi thayela phansi lapha wathi yebo mnumzane ngathi ngifuna ukukutshela enye into ngathi nginguye wathi awu khamba khona phezulu lapho futhi ngathi hatshi angeke bona ngathi ngiqoke leli bhulugu elincane elinguzozo isikipa lesi esincinyane ngathi ngeke ngiye phezulu lapho wathi abantu laba abalandaba ukuthi uqoka njani yana phezulu lapho ngathi hatshi ngathi hlala uthule ungatsho lutho manje futhi babuyela ku-phone okomzuzu bathi ukhona owaziyo lapho okukhona uWilliam Branham wathi nangu ulapha oh mina bo khonapho ngaphakama ngiqoke leso skipa esincinyane uyazi futhi lapha ngi wathi woza phezulu mlo Branham sifuna ulethe umbiko oh mina bo phambi kwabo bonke abathumayeli labo bonke labo bantu futhi ngahamba ngizihodula uyazi ubuso bami bubomvu futhi lendlebe zami zivutha futhi ngazihudula ngisiya khona ibhulukwe elinguzozo lesikipa umthumayeli webaptist esiya phezulu kumayikrofoni ngingakaze ngibone eyodwa ngaphambili uyabona futhi ngama phezulu lapho ngathi awu kangazi ngalokho ngangigagasa ngethukile sibili uyazi futhi ngafika lapho kuLuka 16 futhi ngacabanga awu manje futhi ngangena kusifundo futhi waphakamisa amehlo akhe esihogweni futhi wakhala futhi ngathola ngakho ngaqala ukuthumayela uyazi futhi ngaqala ukuthumayela futhi ngezwe ngisiba ngcono kancane futhi ngathi indoda enothileyo yayisesihogweni futhi yakhala lawo amabala amancane amathathu njengoba ngile ntshumayelo eziningi njengalokhu ngiyakukholwa wena lokhu futhi khuluma ledwana la ngizwa ngizithumayela futhi ngangile futhi ke wakhala futhi ngathi akula bantwana lapho hathi sibile esikogweni khona ke wakhala ngathi akula maluba wakhala akula Kristu lapho ke wakhala khona ke lami ngakhala enye into yangibamba mina bo oh mina bo emva kwalokho angikwazi ukuthi kwenzakalani lapho sekungathi sengiqaqabukile ngangimile phandle labo bantu bahlaba umkhosi futhi bamemeza futhi bakhala futhi lami saba lesikhathi esimangalisayo lapho ngiphuma phandle kwakulendoda eza kimi igqoke inkalakatha yengwane enkulu yeTexas amajombo amakhulu weza wathi ngingumdala sibani bani ngithumayeli amabhutsu omfana wenkomo egqoke izigqoko zomfana wenkomo ngacabanga awu ibhulugwe lami elinguzozo alilibi kangako khona ke wathi ngifuna uze phansi eTexas futhi ungibambele imvuseleni ake ngibhale lokho phansi mnumzana futhi ngakubhala phansi njengalokho nansi indoda isiza igqoke olunye lwalawa amancinyane uhlobo lwebhulugwa lwegolufu lapho ababe dwayele ukudlala khona igolufu uyazi babe lawo amancane amabhulugwa angamabhulawuzi wathi ngingumdala sibanibani ovela eMiami ngithanda uku mina bo mhlawumbe ukugqoka akukho kangako ngakukhangela futhi ngacabanga kulungile. Ngakho ngathatha lezi izinto futhi ngekhaya ngahamba. Umngami wangihlangabeza wathi, uyini ozwakala ujabule ngakho Bhili? Ngathi, oh, ngihlangane labayibo sibili, mina bo kuhle ongakaze ukubona. Labo bantu abayangeki ngenkolo yabo, futhi oh, ngamtshela konke mayelana ngakho. Futhi ngathi, futhi khangela lapha sithandwa, uluhlu lonke lokunquswa labo bantu. What? Abayisibo abakiqiki abangcwele. Bayibona ngathi angazi ukuba baluhlobo bani lwabakiqiki, kodwa balenye into leyo ebengiyifuna. Bona ngathi leyo yinto eyodwa engileqiniso. Ngathi ngibone indoda endala eleminyaka eyisificamunwemunye ubudala esiba mutsha njalo. Ngathi angikaze ngizwe ukuchumayela okunjalo empilweni yami. Ngani? Angikaze ngibone umbhaptisti echumayela njengalokho. Ngathi bayachumayela baze baphele umoya futhi bagobise amadolo abo azafike phansi, baphenduke bavuke njalo bakhokhe umoya wabo. Ungabezwa amablock amabili khatshana belokhu bechumayela, futhi ngathi angikaze ngizwe okunjalo empilweni yami. Futhi ngathi bakhuluma ngolimi olungaziwayo, futhi omunye wabo atsho lokhu abakukhulumayo ngakho. Angikaze ngizwe lokhu empilweni yami. Ngathi ungahamba lami na? Wathi sithando, lapho ngikushada ngizahlala lawe kuze kuthi ukufa kusehlukanise. Wathi ngizahamba. Wathi manje sizatshela abazali. Futhi ngathi, awu, tshela umama wakho. Futhi lami ngizatshela umama wami. Ngakho sa ngahamba ngatshela umama. Umama wathi, awu, Sibili, Bhili, loba yini inkosi ekubizele ukukwenza, hamba uyokwenza. Futhi ke unkosikazi Brombeck wangicela ukuthi ngibuye ngakwakhe ngahamba khona. Wathi, kuyilokhu okhuluma ngakho? Futhi ngathi, oh, unkosikazi Brombeck, ngathi lina lonke alikaze libone abantu abanjalo. Wathi, akuthuli, akuthuli. Ngathi, yebo mama. Ngathi, ngiyaxolisa. Futhi wathi, uyakwazi na lelo lixuku labagiqiki abangcwele? Ngathi, hatshi mama, bengingakwazi lokhu. Ngathi, bangabantu abahle Sibili. Wathi, wona lo mqulu ucabanga ukuthi ungadonsela indodakazi yami phakathi kwabantu abanjengalokho? Wathi, stoni, akusilutho, kodwa ingcekeza leyo elahlelwe phandle ngamanye amabandla. Wathi, impela awusoze ulethe indodakazi yami phandle njengalokho. Futhi ngathi, kodwa uyazi nkosikazi Brombeck, phansi enhlizweni yami ngizwa ukuthi inkosi ifuna ngihambe labantu labo. Wathi, wena buyela ebandleni lakho baze benelise ukwakhela indlu yobufundisi, futhi wenze njengendoda elenqobo. Wathi, awusoze uthathe indodakazi yami phandle le. Ngathi, yebo mama. Ngachibilika futhi ngaphuma phandle, futhi uHope waqala ukukhala, waphuma phandle. Wathi, Bhili, kungenani ukuthi umama uthini? Ngiza kuhlala la usisa inhliziyo yakhe. Futhi ngathi, oh, lokho kulungile sithandwa. Futhi ngakuyekela nje kwedlula. Wayengeke avumela indodakazi yakhe ihamba labantu abanjalo, ngoba kwakungasilutho kodwa ingcekeza. Futhi ke ngakuyekela nje kwedlula, kwaba liphutha eledlulisileyo engake ngalenza empilweni yami, elinye eledlulisileyo. Phambidlana kancane, iminyaka emlutshwana edlulayo, abantwana beza. Futhi ngolunye usuku sasi lapho kweza isikhukhula ngo-1937, kweza isikhukhula futhi awethu. Ngangipatrola kulesi sikhathi futhi ngangizama ubungcono bami ukukhupha abantu phandle kwesikhukhula. Izindlu zididikela phansi, futhi umkami wabanjwa yikugula, futhi wagula Sibili ngokufa. Futhi bamkhuphela phandle. Isibhedlela sabantu bonke sasigcwele kakhulu, sasingeke simfake phakathi lapho. Ngakho samkhambisa khona kuhulumende lapho ababelendlu phandle le. Futhi ke lapho basebengibiza ukuba ngiphendule. Futhi ngangihlala emfuleni isikhathi sonke, futhi ngingumchayeli wesikepe ozwayo. Ngakho ngangizama ukufinyelela ebantwini ngibophule esikhukhulweni. Futhi ke ngangi okukodwa bangibiza bathi, kulendlu eChestnut Street seduze lokuweni kulo mama futhi lexuku labantwana phakathi lapho. Bathi, nxa ucabanga ukuthi isikepe sakho injini yakho ingafika khona kubo. Ngathi, awu, ngizenza konke engikwenelisayo. Futhi lami ngichaya lawo magagasi, umbundu wawusudabukile phezulu lapho. Kuthi, oh, mina bo, yayisi kukhula nje idolobho phandle futhi ngasipha wonke amafutha engangiwenelisa futhi ekucineni phansi emkotweni futhi laphakathi kwezindawo futhi ngafika lapho indunduma endala eyayikhona amanzi ethululeka efohla futhi ngezwa omunye eklabalana futhi ngabona umama emile phandle kwegosi futhi kwaku lalawo amagagasi amakhulu engena efohla lapho njengalokho awu ngahamba ngaqhubeka phezulu kule indlela khona kude engangikwenelisa futhi ngangena isifula futhi ngaphenduka futhi ngafika kulelo cele ngamisa isikephe sami nje ngesikhathi ukuze ngisibophele ensikeni yesigodo somgubazi womnyango kumbe insika yegosi futhi ngagijima phakathi futhi ngathatha umama futhi ngamfaka phakathi lapho futhi lababili kumbe abathathu abantwana futhi ngakhulula isikephe sami futhi ngasihambisa sona emuva ngaphuma phandle khona phansi ngaphansi futhi ngamhambisa ekhunjini phose imayila lengxenye ngaphesheya kwedolobho ngaze ngamfikisa ekhunjini futhi-ke lapho ngifika khona lapho wayeseqalekile futhi wayeseqale wayeseklabalala usane lwami awu ngacabanga ukuthi wayesitsho ukuthi wayechiye usane edlini oh mina bo ngasuka ngabuyela emuva njalo lapho bezama ukunakekela futhi ngathola ukuthi kumbe wayefuna ukuba kwazi lapho usane lwakhe olwalukhona kwakulomfana omncane phose iminyaka emithathu ubudala futhi ngacabanga ukuthi wayesitsho usane olumunyayo kumbe okunye futhi-ke ngabuyela emuva futhi ngafika khonale futhi lapho ngithola leso sikephe futhi ngangena phakathi futhi angizange ngithole usane futhi igosi lawela lendlu yadilikela futhi ngagijima ngokuphangisa sibili futhi ngabamba isiqephu lapho leso esasindendisa isikephe sami ngangena esikepheni futhi ngadonsa lokho futhi ngakukhulula khona phezulu futhi kwangingenisa ekugelezeni komfula omkhulu lapho futhi kwase kuphose kwaba lithumi lanye lengxenye ebusuku futhi nje kusina njalo ungqoqwane sehla futhi ngabamba intambo yokuvusa futhi ngazama ukudonsa isikephe futhi sona sayala ukuvuka futhi ngazama futhi sona sayala ukuvuka futhi ngazama njalo ngisiya kude phakathi kokugeleza lokhu impophoma zingaphansi kwami futhi ngangizama ngisadalala sibili futhi ngacabanga oh mina bo nanko ukuphela kwami yikho kanye futhi ngangizama ngisadalala sibili futhi ngathi Nkosi ngiyacela ungavumi ngisifa njengalokhu futhi ngangidonsa futhi ngidonsa futhi waphenduka kimi uthi ngalelo xuku lengcekeza ongazange uye kulo bona ngabeka isandla sami ngasibuyisela esikepheni futhi ngathi Nkulunkulu woba lesihawu kimi ungavumeli ngijiya umkami futhi lo mntwana njengalokhu futhi bona phandle ngale begula ngiyacela futhi nje ngaqhubeka ngidonsa njengalokhu futhi sona sayala ukuvuka futhi ngangisizwa ukuhuba phansi le ngoba imizuzu nje emlutshwane futhi oh mina bo lokho kwakuza kuba yikho futhi ngathi Nkosi nxa ungangixolela ngiyakuthembisa ngiza kwenza loba yini ngaguqa kuleso sikephe lapho futhi ukuna kungitshaya ebusweni ngathi ngiza kwenza loba yini ofuna ngiyenze futhi ngadonsa njalo futhi sona savuka futhi ngavula amafutha wonke kisho engiwenelisayo futhi ekucineni ngafika ekhunjini futhi ngabuyela emuva ukuyadinga iroli yokupatrola futhi ngacabanga kwaku labanye babo abathi kuthiwa esikahulumende sesikhukhuliwe umkami lo mntanami phakathi lapho ingane zombili futhi ngasuka ngaya kwesikahulumende ngesiqubu sonke futhi amanzi ayemile phose amafiti alithumi lanhlanu kuso sonke futhi kwakulo meja lapho futhi ngathi meja kuyini okwenzakeleyo esibhedlele wathi manje ungakhathazeki ulaye omunye phakathi lapho ngathi yebo umkami labantwana ababili wathi bonke baphumile wathi basesitimeleni futhi baqonde e-Charlestown ngagijima ngangena esikepheni sami futhi kumbe ngangena emoteni yami ngesikephe sami singemuva kwayo futhi ngagijimela phandle lapho futhi-ke izifula zazehle phansi phohle amabili lengxenye kumbe amamayela amathathu ububanzi
futhi ubusuku bonke ngazama uku abanye babo bathi imota imela siphume phandle kwesipolo phandle le eBlokweni. Aw, ngazithola ngokwami ngivalelwe phandle esihlengene sincinyane ngahlala lapho insuku ezintathu. Nganye lesikhathi esiningi esokucabanga ngokuthi lokho kwakuyingcekeza kumbe hatshi udikiza nje ungaphi umkami. Ekugcineni lapho ngimthola ensukwini ezilutshwana ngiphume phandle futhi ngacapha wayephezulu eColumbus, Indiana, eholi yeBaptist lapho ababenze khona okusasibhedlela izindlu zabagulayo emibhedeni emincane kahulumende. Futhi ngagijimela kuye ngesiqubu sonke ngizama ukuthola lapho ayekhona ngimemeza hop 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 futhi ngakhangela futhi nango elele khona embhedeni futhi iTB yayisingenile phakathi. Waphakamisa isandla sakhe esincane esicakileyo futhi wathi bhili futhi ngagijimela kuye futhi ngathi hop sithandwa wathi ngikhangeleka kubi anginjalo na. Ngathi hatshi sithandwa ukhangeleka ukahle. Phose okwenyanga eziyisithupha sasebenza ngakho konke okwakukithi ukuzama ukusindisa impilo yakhe kodwa waqhubeka esiba phansi futhi phansi. Ngolunye usuku ngangipatrola futhi ngangivule iradio yami futhi ngacabanga ngabezwa besithi bona memezelani eradiweni bathi kuWilliam Branham nafunakala esibhedlela khona kathesi umkakhe uyafa. Ngaphuthuma ngibuyela esibhedlela ngokuphangisa nje ngalumathisa isibane esibomvu futhi lesihlaba mkhosi futhi ngasuka. Futhi-ke ngafika esibhedlela futhi ngami ngagijimela phakathi ngisehla phansi phakathi kwesibhedlela ngabona umngane wami omncane esasithiya ndawonye sagijima sonke singabafana uSam Adey udokotela Sam Adey nguye lo umbono oweza ngaye kungasikude futhi wamtshela mayelana ngeklinika futhi wathi nxa ekhona othandabuza umbono limfonele nje aqoqe ufuna ukwazi ngokuthi kwakuqondile kumbe hatshi. Futhi-ke nangu lapha esiza phandle njengalokhu futhi waye lengwane yakhe esandleni sakhe wangikhangela futhi nje waqala ukukhala futhi ngagijimela kuye ngaphosa ingalo zami ngamsingatha wabeka ingalo zakhe engisingatha wathi bhili usehamba. Wathi ngilusizi ngenze konke engingakwenza ngibele zincitshi futhi nayo yonke into ngathi se ngeqiniso kahambi. Wathi yebo uyahamba futhi wathi ungangeni phakathi lapho bhili futhi ngathi kumele ngingene phakathi Sam futhi wathi ungakwenzi ngiyacela ungakwenzi. Ngathi ngiyekele ngingene phakathi wathi ngizahamba lawe. Ngathi hatshi wena hlala phandle lapha ngifuna ukuhlala laye emzuzwaneni yakhe yokucina wathi ludokoza kuphela. Ngangena phakathi endlini futhi umongikazi wayehlezi lapho futhi wayekhala ngoba yena noHope babefunde bonke. Futhi-ke ngakhangela le futhi waqala ukukhala waphakamisa isandla sakhe phezulu futhi waqala ukuhamba futhi ngamkhangela futhi ngamnyikile. Nango yena lapho wayesehlele phansi esuka phose ikhulu lamachumi amabili amaphawuli kusiya phose amachumi ayisithupha futhi ngamnyikinya. Futhi nxa ngingaphila ukuba le minyaka elikhulu kudala angisoze ngakhohlwa lokho okwenzakalayo. Wachibilika futhi lawo mehlo amakhulu amahle akhangela phezulu kimi kwabobotheka wathi kungani ungibizile ukuba ngiphenduke Bhili. Ngathi sithanda ngisanda kuthola isimemezelo kwakufuze nje ngisebenzi sasitshone phakathi kwesikwelete futhi lamakhulu amadola okubhadala odokotela futhi kungelalutho lokubhadala ngazo futhi kwakufuze nje ngisebenzi futhi ngabona kabili kumbe kathathu ngelanga futhi labo bonke ubusuku futhi ke lapho ekuleso simo. Ngathi uJohn ukukubiza uphenduke wathi Bhili uchumayele ngakho ukhulume ngakho kodwa kawula mqondo ukuthi khona kuyini. Ngathi kuyini okhuluma ngakho wathi izulu. Wathi khangela wathi bengiphelekezelwa ekhaya ngabanye abantu amadoda kumbe abafazi loba enye into bebegqoke okumhlophe futhi wathi bengihlalisekile nokuthula. Wathi inyoni ezinhle ezinkulu ziphapha zisuka esihlahleni zisiya esihlahleni. Wathi ungacabangi ukuthi ngiphambene. Wathi Bhili ngiza kutshela iphutha lethu. Wathi hlala phansi kangizange ngakho qaphansi ngathatha isandla sakhe wathi uyakwazi lapho iphutha lethu elikhulu futhi ngathi yebo sithandwa senhliziyo ngiyakwazi wathi ngabe singazange simlalele umama labo bantu babeqondile futhi ngathi ngiyakwazi wathi ngithembisa lokhu ukuthi uzakuya kulabo bantu wathi ngoba baqondile futhi wathi khulisa abantwana bami njengalokhu futhi nga wathi kuna ukukutshela enye into wathi ngiyafa kodwa wathi ngangesabi ukuhamba wathi kuhle wathi into kuphela ngiyazonda ukukuthiya futhi ngiyazi unabantwana labo ababili abancinyane ukubondla wathi ngithembisa ukuthi awusoze uhlale uwedwa futhi uthiye abantwana bami bezulazula leyo kwakuyinto elengqondo kumama oleminyaka engamachumi amabili lanye ubudala futhi ngathi angeke ngikuthembise lokho hho wathi ngiyacela ngithembisa wathi into eyodwa emfuna ukukutshela yona wathi uyakhumbula lowo mbhobho ngihlanyiswa nje yimbhobho futhi wathi wawufuna ukuthenga lowo mbhobho leliyana ilanga futhi wawungela mali eneleyo ukwenza idipozithi ngathi yebo wathi le ngigcina imali yami amapeni ami ukuzama ukwenzela idipozithi yalowo mbhobho wathi manje lapho lokhu sokwedlula futhi buyele ekhaya khangele kulowo ogoqwayo kumbe umbheda ogoqwayo ngaphansi kwesiqephu sephepha phezulu futhi uzathola imali lapho wathi ngithembise ukuthi uzathenga lowo mbhobho awukwazi ukuthi ngezwa kanjani lapho ngibona leyo dola lamasenti angamajumi ayisikhombisa lanhlanu ingamapeni ilapho ngawuthenga umbhobho futhi wathi uyakhumbula leso sikhathi owawuhambe phansi edolobheni ukungithengela amasokisi amade futhi sasisiya e-Fort Wayne ngathi yebo ngangibuye ngivela ekuthiyeni inhlamba futhi wathi kwakumele siye e-Fort Wayne kwakumele ngichumayele lobo busuku futhi wathi uyakwazi ngakutshela kule nhlobo ezimbili ezehlukeneyo enye kuthiwa chiffon futhi enye yakhona ithiwa rayon kuyikho lokho na rayon lechiffon awu loba yiphi eyiyo ichiffon yayinhle kuyikho lokho na futhi wathi manje ungithengele ichiffon uhlobo lwayo yayazi into leyo elento encinyane ngasemuva kwesokisi elide ngaphezulu futhi ngangingazi lutho ngezigqoko zabafazi ngakho nga futhi ngangihamba phansi esitaladeni futhi ngisithi chiffon 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 ngizama ukuqhubeka ngicabanga ngechiffon chiffon chiffon omunye umuntu wathi sakubona Bhili ngathi oh sakubona sakubona chiffon 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 futhi ngafika ekhoneni futhi ngahlangana lomnu spawn wathi yey Bhili wazi na ukuthi inhlanzi ipethi ziyadlela kathes ngale eceleni kwensika yamatshe yokucina ngathi qiniso eligcweleyo yikho lokho na yebo ngacabanga manje lapho ngimthiya kanje ibiyini into leyana ngayikhohlwa ngakho uThelma Ford inkazana engangiyazi yayisebenza esitolo esithengisa okuthiphileyo futhi ngangikwazi bayathengisa amasokisi amade abafazi khona ngale ngakho ngase ngisiya khona ngathi sabona Thelma yena wathi sakubona Bhili kunjani unjani uHope futhi ngathi uyaphila ngathi Thelma ngifuna amasokisi kaHope wathi uHope kafuni masokisi ngathi yebo mama uyawafuna sibili wathi utsho amasokisi amade o sibili ngathi yikho lokho ngacabanga aha sengitshengise ukungazi kwami futhi wathi ufuna uhlobo olunjani ngacabanga aha ngathi ulohlobo olunjani wathi awu sile rayon nganginga wazi umahluko rayon chiffon konke kuzwakala kufanana ngathi lowo yiwo engufunayo wathi ngathi ngibungisela ipheya yabo uhlobo oluyiyo kuthi yena ngikutsho ngokungayisikho kuthiwa yini fashion egcweleyo fashion egcweleyo futhi ke ngathi ngibungisela ipheya yawo futhi lapho ehamba ukuwaletha kimi ayebiza kuphela amasenti posi angamachumi amathathu amasenti angamachumi amabili kumbe amachumi amathathu amasenti posi ingxenye yentengo awu ngathi ngipha amapheya amabili awo bona futhi ngabuyela ngekhaya futhi ngathi uyazi sithando lina bafazi lidinga yonke indawo edolobheni ukuze lithole okuchiphileyo uyazi ukuba uthanda kanjani ukuziqenya futhi ngathi kodwa lapha khangela lapha
ngithenga amapheya amabili ngentengo othenga ngayo ipheya elilodwa. Bona ngathi, oh, lokhu yikwenelisa kwami. Bona ngathi uyazi uteyo ma ungithengisele lawo. Ngathi engabe engivumele ngathenga ngengxenye yentengo. Wathi uthole ichifoni na? Ngathi yebo mama, konke kwakuzwakala kufanana kimi. Ngangingazi ukuba kwakulomehluko. Futhi wangitshela wathi Bhili, ngacabanga kungimangalisa lapho efika eFort Wayne. Wacina ethenga enye ipheya yamasokisi amade. Wathi ngawanika umama wakho. Wathi ngawa bafazi abadala. Wathi ungixolele ngenza lokho. Futhi ngathi, oh, lokho kulungile sithando. Futhi wathi, manje ungahlali ungathathanga. Futhi wathi wayengazi okwakuza kwenzakala. Amahola amalutshwane kusukela lapho. Futhi ngabamba izandla zakhe ezithandekayo lapho ingilosi zikaNkulunkulu zimthwala. Ngaya ngekhaya, angizange ngibe kwazi ukuthi ngenzeni. Ngalala phansi lapho ebusuku futhi ngezwa ngicabanga kwaku ligundwane elincinyane elalise simbini yesitofu esidala lapho esasila maphepha phakathi lapho. Futhi ngavala umnyango ngonyawo lwami futhi lapho kwakulenga isambatho sakhe emuva futhi elele phansi lapho kuleyo mutha. Futhi nje ngesikhathi esincinyane omunye wangibiza wathi Bhili, futhi kwakungumfo wethu Frank Broy. Wathi usane lwakho luyafa. Ngathi usane lwami? Wathi yebo, uSharon Rose. Wathi udokotela uphezulu lapho manje. Futhi wathi ulofuba lwemeningitis wayimunya kumama wakhe. Futhi wathi usesifa. Ngangena emoteni ngakhamba phezulu khonayo. Futhi nango elapho into encinyane enhle. Futhi bangigijimisela esibhedlela. Ngaphuma phandle ukuyambona uSem wabuya phezulu. Futhi wathi, uBhili, ungangeni kulelo kamelo, kumele ucabange ngoBhili Pho. Wathi usesifa. Ngathi, Doc, ngimele ngibone ingane yami. Wathi, hatshi, awungeke ungene phakathi. Wathi, ule meningitis Bhili, futhi uzayithwala uyise kuBhili Pho. Futhi ngalindela waze waphuma phansi. Ngangikwanisanga ukuma ngimbone esifa. Futhi lo mama wakhe elele phansi lapho phakathi kwendawo yesidumbu. Ngiyakutshela indlela yomoni inzima. Futhi ngahamba nganyenya ngangena emnyango. Futhi lapho uSem ephuma phandle futhi lo mongikazi ephuma phandle ngehlela endlini yaphansi kuyisi bedlela esincane kakhulu. Wayesendaweni eyahlukanisiweyo futhi lempukane zazisemehlweni akhe amancinyane. Futhi babele incinyane lokho esikubiza ngokuthi isivikela minyane kumbe inet encinyane phezu kwamehlo akhe. Futhi waye ngobuhlungu obuncinyane unyawo lwakhe oluncinyane olukhulupheleyo lwalunyakaza njengalokho. Futhi lezandla zakhe ezincinyane ngobuhlungu lobo. Futhi ngamkhangela futhi wayemkhulu okweneleyo ukuba muhle phose inyanga eziyizificamunwembili zobudala. Futhi unina wayevame ukumhlalisa phandle lapho lamakhona amathathu amancinyane akhe uyazi egumeni lapho ngisiza. Futhi ngangichaya ihuta futhi yena wayesithi gugugugugu efinyelela kimi uyazi. Futhi lapho kwakulele isithandwa sami sisifa. Ngakhangela phansi kuye futhi ngathi, Sherry, uyamazubaba Sherry. Futhi lapho ekhangela wayehlupheka kabuhlungu okuzwayo waze kwathi elinye lamehlo akhe amahle amancane aluhlaza laba yinqala. Kwaphosa kwadabula inhliziyo yami phandle kwami. Ngaguqa phansi ngathi, Nkosi, kuyini engikwenzileyo? Angizange ngithumayele ivangeli emakhoneni ezitalati. Ngenze yonke into engiyaziyo ukuyenza. Ungangibambeli khona. Angizange ngibabize ingcekeza labo bantu. Kwakungu uye owabiza labo bantu ingcekeza. Ngathi ngilusizi konke kwenzakala. Ngixolele. Ungathathi ingane yami. Futhi lapho ngisakhuleka kwakhangeleka njenge limnyama, njenge shit kumbe ilembu usiza phansi. Ngakwazi waye ngalini. Manje nanso esasinzima futhi lesiyingozi kakhulu isikhathi sempilo yami. Lapho ngiphakama futhi ngakhangela kuye futhi ngacabanga. Sathane wabeka engqondweni yami, awu utsho ukuthi njengokuthumayela kanzima okwenzileyo le ndlela leyo oyiphilileyo futhi manje lapho kusiza kweyakho ingane uyakulandula. Futhi ngathi kunjalo, uba engeke aphilise ingane yami
Kona ge angege. Ngama angizange ibe kwazi okokwenza. Futhi ke ngakhuluma lokho ngathi Nkosi wangipha yena futhi usumthethe. Kalibusiswe ibizo lenkosi. Uba uthatha loba mina ngizabe lokhu ngikuthanda. Futhi ngabeka isandla sami phezu kwakhe. Ngathi busiswa sithandwa senhliziyo. Ubaba kade efuna ukukondla. Ngenhliziyo yami yonke bengifuna ukukondla. Futhi ngikukhulise ukuthi uthande inkosi. Kodwa ingilozi siza kulanda sithandwa. Ubaba uzathatha umzimba wakho. Omncinyane phansi futhi awulalise engalweni zikamama. Ngiza kungcwaba kanye la. Olunye usuku. Ubaba uzahlangana lawe. Wena nje. Lindela phezulu le kanye lomama. Lapho umama wakhe esifa, wathi amazwi okucina awakhulumayo wathi, "Bili, uhlale usenkundleni." Ngathi ngiza. Wathi ngathi, "Uba ngisenkundleni lapho esiza, ngizathatha abantwana futhi sihlangane. Uba ngingekho, ngiza ngcwatshwa eceleni lakho." Futhi uye le esandleni sokudla kwesango elikhulu. Uthi lapho ubona bonke bengena, mana lapho futhi uqale ukumemeza, "Bili, Bili, Bili." Khona nje ngelizwi elikhulu ngizahlangana lawe khona le. Ngamqabutha ngimvalelisa ngisenkundleni yempi lamuhla. Lokhu sokuphose kube yiminyaka engamachumi amabili edluleyo. Ngamiselana lomkami usuku ngizahlangana laye. Futhi ngathatha ingane encinyane lapho isifo futhi ngayibeka engalweni zikanini futhi tayisa emathuneni futhi ngema lapho ukuzwa umfowethu Smith Chumayelwe Methodist owachumayela imfa umlothe mlothe ngothuli ethulini futhi ngacabanga inhliziyo enhlizweni nango ehamba. Kungasikude emva kwalokho ngathatha uBhili omncinyane lapho ngokunye ukusa. Waye ngumntwana omncinyazana, waye yiso isizathu ehlala elami, lami ngihlala ngila. Ngaba yikho kokubili ubaba lomama konke kuye. Ngangithatha igula lakhe elincinyane, sasingenelisi ukuba lomlilo ebusuku ukugcina ucago lwakhe lukhudumana. Futhi ngangilubeka ngaphansi komhlani wami njengalokhu futhi ngilugcine lukhudumala ngokuthisa komzimba wami. Sinamathelane ndawonye njengabangane. Futhi ezinye zalezi insuku lapho ngisuka enkundleni ngifuna ukumqubela ilizwi futhi ngithi, "Qhubekela phambili Bhili, wena hlala lalo." Abanye abantu bayamangala, "Kungani ngilayo sonke isikhathi? Angeke ngimdele, yena siwachata njalo." Kodwa ngilokho ngikhumbula wangitshela hlala laye futhi sinamathelene njengabangane. Ngiyakhumbula sihamba edolobheni, igula lingaphansi kwengalo yami, wayeqala ukukhala. Obunye ubusuku waye sasihamba phandle egumeni langemuva lapho nje, lapho wayelungiselela ukumbeletha. Wayekhefuzela futhi nga eyinkazana nje uyazi. Futhi ngangi siya emuva laphambili esihlahleni se-okhi esidala emsamo wegugu. Futhi wayekhalela umama wakhe futhi ngangingela mama okumusa kuye futhi ngangimthwala ngangisithi, "Oh sithandwa," ngathi, "Wathi baba ungaphi umama wami? Umbeke kulowo mhlabathi yini?" Ngathi, "Hatshi sithandwa, yena ukahle uphezulu ezulwini." Futhi yena wakhuluma enye into lapho eyaphosa yangibulala ngenye imini. Wayekhala laselitshonile futhi ngangimbhabhule emhlane wami njengalokhu ngimthwele emahlombe ami futhi ngimbambatha njengalokhu. Futhi wathi, "Baba, cela uyethatha umama umlethe la." Futhi ngathi, "Sithandwa, angeke ngimthathe umama." UJesu wathi, "Awu, cela uJesu angilethele umama wami, ngiyamfuna." Futhi ngathi, "Awu sithandwa, mina lawe siza uyambona kwesinye isikhathi." Futhi wema wathi, "Baba." Futhi ngathi, "Yebo." Wathi, "Ngibone umama phezulu le kulelo yezi." Mina bo waphosa kwangibulala. Ngacabanga mina bo ngibone umama phezulu le kulelo yezi. Ngaphosa ngaqaleni ngamgona umfana omncinyane esifubeni sami njengalokhu futhi ngakhothamisa nje ikhanda lami phansi sahamba sangena. Izinsuku zedlula ngehluleka ukukhohlwa, ngazama ukusebenza ngehluleka ukubuyela ngekhaya. Kwaku ngaseyilo ikhaya futhi futhi ngafuna ukuhlala. Sasingela lutho kodwa nje leyo furniture endala egugileyo. Kodwa kwakuyinto leyo yena lami esasiyikholisa ndawonye kwakulikhaya. Futhi ngiyakhumbula ngolunye usuku ngangizama ukusebenza e-public service. Ngangihambe ukuyalungisa intambo yamagetsi endala eyayilengele phansi
kwakusekuseni sibili futhi ngakhwela phezulu kwalesi isiphambano futhi angikwanisanga ukudela leyo ngane. Ngangibona umkami ehamba kodwa leyo ngane ihamba into nje encinyazana futhi ngangikhona lapho futhi ngangihlabela entabeni ekude kwema isiphambano esidala sehlazo futhi le ntambo zegetsi ezincane zehla phansi zingena kutransformer futhi zaphuma phandle zingena liyazi kwezinkulu futhi ngangilengile phezulu lapho kuso futhi kwenzakala ngakhangela futhi ilanga likhwela phezulu ngemuva kwami futhi lapho izandla zami zelulile phandle futhi sibonakaliso sesiphambano leso eceleni koqaqa ngacabanga yebo kwakuyizono zami ezambeka lapho ngathi Sharon Stan ubaba ufuna ukukubona sibili sithando ngingathanda kanjani ukukubamba engalweni zami njalo wena sithando into encinyane ngaphambansika kwasoku ngamaviki ngakhupha iglovus lami elerabha kulamakhulu angamajumi amabili lantathu amandla amagetsi egijima khona eceleni kwami ngakhupha igloves lami lerabha ngathi nkulunkulu ngiyazonda ukwenza lokhu ngiligwala kodwa shebe ubaba uza kubona lo mama ngemizuzwana emlutshwane nje ngaqala ukudonsa igloves lami ukubeka isandla sami kulawo amakhulu amajumi amabili lantathu yayingaqamuhle ngani kwakungayikuba ngitsho legazi eliseleyo futhi ke ngaqala ukudonsa lelo glovusa ngilikhupha futhi enye into yenzakala lapho ngiphaphama ngangihlezi emhlabathini nezandla zami ziphezulu njengalokho ebusweni bami ngikhala kwakungumusa kankulunkulu kungasilokho bengingasoze ngibe le nkonzo yokusilisa lapho ngiliqiniso ngalokho kwakunguye evikela isipho sakhe hathi mina ngaqala ukuya ngekhaya ngachiya ngabeka amathuluzi ami khatshana futhi ngabuyela ngathi sengisiya ngekhaya ngaqala ukuhamba endlini futhi ngase ngithatha incwadi eyayisendlini kungathi kuyaqanda futhi ngangena phakathi sasi le kamelo elincinyane elilodwa ngangilele embhedeni omncinyane lapho futhi leqwa lisiza futhi leso stofu esidala ngathatha incwadi futhi ngakhangela phakathi encwadini futhi into yokuqala phakathi lapho kwakuyimali yakhe ayegcinele ikhisimusi amasenti ayificamunwembili nkosazana Sharon Rose Branham nanko-ke kulapho kuphinda futhi njalo ngangilipholisa elingumgcini wenyamazana ngafinyelela phakathi lapho futhi ngathatha umbhobho wami ipistoli phakathi kwesikhwama sawo ngathi inkosi angeke ngiqhubeke kulokho futhi ngiyafa ngihlukuzekile okuzwayo ngadonsa okudubulayo emuva kombhobho ngawukhomba phezu kwekhanda lami ngiguqele lapho kulowo mbheda kuleyo ndlu emnyama ngathi baba wethu osezulwini ngalingcweliswe ibizo lakho umbuso wakho kawuzi yanto yakho kayenziwe futhi lapho ngisazama futhi ngadonsa lokhu okuthancisayo ngamandla ami wonke ngathi emhlabeni njengalokhu kusenziwa ezulwini siphela muhla ukudla kwethu kwansuku zonke futhi awuzange udubule futhi ngacabanga onkulunkulu uyangidabula nje ngibe yiziqephuqephu kuyini engikwenzileyo awungivumeli lokuthi ngife futhi ngajikela umbhobho phansi futhi wathanca futhi wadubuka phakathi endlini ngathi nkulunkulu kungani ngingafi futhi ngiphume phakathi kwakhe angeke nje ngiqhubekele phambili kumele wenze enye into kimi futhi ngawela le futhi ngaqala ukukhala phezulu owami omncinyane omdala umbheda owakhelwe emdulwini lapho futhi ngicabanga ukuthi ngalala kangazi loba ngangilele kumbe uyini okwenzakalayo ngangihlala ngilangazelela ukuba phandle entshonalanga ngangihlezi ngifuna enye yalezo ngowani ubaba wami wayethambisa amabhiza ensukwini zobutsha bakhe futhi ngangihlezi ngifuna enye yalezo ngowani futhi umfowethu Demo Shakarini ungithengele eyodwa izolo eyakuqala engibelayo esengake ngabalayo njengaleyo enye yalolo hlobo leyo ngwani zasentshonalanga futhi ngacabanga ukuthi ngangihamba phansi endaweni esemagcekeni ngihlabela leyo ngoma kulevili enqoleni eliqamukileyo siboniso eplazini iyathengiswa futhi lapho ngihamba ngananzelela inqola endala evaliweni njengenqola ende futhi ivili
lali kamugini. Yeboge, loko, wakumela imuli yami, ea pugile. Futi lapu, gisonde, kakangela futi lapu, wakume ebuge gayo sibili inkazana. Enginyani, pose ele minyaga inga machumi amabili, ubudala. Yonele ezi mkope, eze shayo futi la mesho alushaza. Ogwe sipaga paga, ikoge, ogumshope. Ngam kangela, ngati, sakbona. Wakubeka, wathi sakubona baba. Futhi ngaphenduka ngathi baba, ngani, ngathi kanjani, nkosazana, ngingaba ngubaba wakho lapho, wena umdala njengami, wathi baba, kawazi nje lapho okhona, futhi ngathi utshoni, wathi lapha kusezulwini, wathi emhlabeni, ngangingusheroni wakho omncinyane, ngani, ngathi sithandwa, wena wawuyingane encane, wathi baba. Ingane ezincinyane kazisizo ngane ezincinyane lapho zona kazifi kaziluphali kumbe kazikhulu futhi ngathi aw Sharon Stand umuhle inina elincinyane wathi umama ukulindele futhi ngathi ngapi wathi phezulu ekhaya lakho elitsha futhi ngathi khaya elitsha Branham bayizi nzulani yabala makhaya Baphongu futhi ngathi awu angikazi ngibe lekhaya Stanley wathi kodwa ulalo elilodwa phezulu lapha baba ngangitsho ukuba ngingane kodwa khona nje kuqotho kimi lapho ngiqala ukucabanga ngakho konke kuyabuya kuphenduke njalo wathi uleli lodwa lapha baba ngiyazi ngileli lodwa phecheya le kolunye usuku ngisahamba kilo Wathi ungaphi uBilly Paul mfowethu uthi ngathi awu ngimthiye lo nkosikazi uBroy imzuzu embalwa nje edluleyo wathi umama ufuna ukukubona futhi ngajibilika futhi ngakhangela futhi lapho kwakule zinkulu kakhulu izindlu zobukhosi futhi lenkazimulo kaNkulunkulu isiza phezu kwazo futhi ngezwa ikhwaya yezingilozi ihlabeni ikhaya lami elimnani Ngakhwela phezulu ngamastepusi amade ngigijima nje ngamandla ami wonke futhi ngathi ngifika emnyango nango emile lapho egqoke isambatho esimhlophe lezo nwele ezimnyama zizinde zithinta emuva kwakhe waphakamisa ingalo zakhe njengalokhu ayejwayele ukukwenza lapho ngisiza ngekhaya ngidiniwe ngivela emsebenzini kumbe enye into ngambamba ngezandla futhi ngathi sithandwa Ngibone uSharon phansi ngale ngathi sewaba inkazana enhle akunjalo na wathi yebo bi wathi bil wabeka ingalo zakhe wangisingathi futhi wathi khona nje emahlombe ami waqala ukungimbambatha wathi yekela ukukhathazeka ngami lo Sharon ngathi sithando angila ukwenqabela wathi manje uSharon lami singcono kulalokho yikho futhi wathi ungabe usakhathazeka ngathi futhi ungangithembisa na futhi ngathi hope ngathi be ngilesizungu kakhulu ngawe lo Sharon futhi uBilly uyakukhalela sonke isikhathi ngathi angazi ukuthi yenzeni ngayo futhi wathi kuzalunga Billy wathi ithembisa nje awuyikukhathazeka futhi wathi awungeke uhlale phansi futhi ngathalaza futhi kwakulesihlalo esikhulu futhi yakhumbula ngazama ukuthenga isihlalo manje ekuvaleni Ngazama ukuthenga isihlalo kwesinye isikhathi. Sasilalezo ezindala izihlalo. Ezejwayelekileyo, ezilokho kubuhlanga kwengodo, okokufakela ukudla kwekuseni. Kwakumele sizisebenzise izihlalo kuphela esasilalo. Futhi sasithenga ezinye zalezi izihlalo, oqethukela emuva. Njenge ngiyakhohlwa ukuthi luhlobo bani lwesihlalo sokuphumula okulula futhi sasibiza amadola alichumi lesikhombisa futhi wawubhadala amadola amathathu njengesibambiso futhi le dola ngeviki futhi sathenga esisodwa futhi lapho ngingena ngangisebenza usuku lonke futhi ngichumayele kuze kube phakathi kobusuku ezitaladini lobanga engangichumayela khona futhi mina ngolunye usuku ngaba semuva ekubhadaleni kwami asenelisanga futhi kwaba lusuku emva kosuku futhi ekucineni ngolunye usuku babuya futhi bathatha isihlalo sami futhi bahamba lazo lobo busuku ngangisoze ngikhohlwe wangibhekela iphayi yecherry into endala edubekayo wayekwazi ukuthi ngangizadana futhi emva kokudla kwantambama ngathi kuyini olunge ngakho lobo busuku sithandwa futhi wathi chon ngicele abafana besigabeni ukugebhela amawemusi
okuthiya. Awucabanga kufanele siye phansi emfuleni futhi sithiye nje okwesikhatshana. Futhi ngathi yebo kodwa. Futhi waqala ukukhala ngabakwazi ukuthi kulento engamanga kuwo. Ngani lokufanisela ngoba babevele sebengithumele isaziso babebuya ukuzosithatha. Futhi sehluleka ukubhadala idola ngeviki. Sasingeke asizange sasingeke sikwenelise. Wabeka ingalo zakhe wangisingatha futhi ngaya emnyango futhi isihlalo sami sasingasekho. Wangitshela phezulu le wathi uyakhumbula isihlalo lesiyana Bill futhi ngathi yebo Sithando ngiyakhumbula. Wathi yikho okade ucabanga ngakho kayisikho na? Yebo. Wathi awu kabayi kuthatha lesi sabhadalelwa. Wathi hlala phansi nje okomzuzu ngifuna ukukhuluma lawe. Futhi ngathi Sithandwa angikuzwisisi lokho. Futhi wathi ngithembise Bill, ngithembise awusoze khathazeke futhi usubuyela emuva manje. Futhi wathi ithembise awusoze ukhathazeke. Futhi ngathi angeke ngikwenze lokho hopo. Futhi nje khona lapho ngaphaphama kwakumnyama phakathi kwendlu. Ngathalaza futhi ngezwa ingalo yakhe ingisingathile. Ngathi hopo ulapha na endlini. Qala ukungimbambatha. Wathi uza ngenzela leso sithembiso Bill. Ngithembise mina awusoze uthathe ukhathazeke njalo. Ngathi ngiyakuthembisa. Futhi ke lapho esengimbambathile kabili kumbe kathathu futhi wayesehambile ngeqela phezulu futhi ngalumathisa isibani. Ngakhangela yonke indawo wayesehambile kodwa wayesephumile nje phandle kwendlu. Ngahambanga ulokhu esaphila wayengumKristu. UBhili lami sahamba engcwabeni lapha ngesinye isikhathi esedluleyo siphethe iluba elincinyane elikamama wakhe lodade wabo ngokusa nje kwepasika. Futhi sama mfana omncinyane waqala ukukhala wathi baba umama wami uphansi lapho. Ngathi hatshi Sithandwa, hatshi akekho phansi lapho, udade kakho phansi lapho. Sile ngcwaba elivalekileyo lapho kodwa kude phesheya kolwandle kule ngcwaba elivulekileyo lapho uJesu avuka khona. Futhi ngolunye usuku uzabuya uzaletha kanye laye udade nomama. Ngisenkundleni yempi lamuhla bangani. Angisakwanisi nje ukukhuluma okunye njalo. Nga uNkulunkulu alibusise ngasikhothamiseni amakhanda ethu okomzuzu. Oh Nkosi izikhathi ezinenge Nkosi iliqiniso abantu abazwisisi lapho becabanga ukuthi izinto lezi zibuya kalula kodwa kulosuku olukhulu oluzayo lapho uJesu ezakuza futhi lazo zonke lezi izinsizi ziza kwesulelwa khatshana. Ngiyakhuleka baba osezulwini ukuthi uzasisiza thina ukuba sibe ngabalungiseleleyo futhi leso sithembiso sokucina lapho ngimqabuja kuleso sihlathi lokho kusa ukuthi ngizahlangana laye khonale lolo suku. Ngiyakholwa uzabe emile kuleyo ndawo ememeza ibizo lami. Ngiphile ngiqinisekile kuleso sithembiso kusukela lapho Nkosi kuwo wonke umhlaba kuzo zonke inhlobo zezindawo ngizama ukuletha ivangeli. Sengisiba mdala manje futhi ngidiniwe ngikhathele. Ngezinye zalezi insuku ngizavala iBhayibheli leli okokucina futhi Nkulunkulu ngigcine ngingothembekileyo esithembisweni. Gcina umusa wakho ungizungezile Nkosi. Mangingakhangeli ezintweni zalimpilo kodwa ngiphilele izinto ezingaphesheya. Ngisize ukuba ngothembekileyo. Ngangicela umbheda wamalupa wokuhlaliseka hatshi Nkosi. Lapho uKristu wami wafa lapho ngaphansi kokuhlupheka futhi bonke babo bafa njengalokhu. Ngangicela ilutho olulula. Ngivumele nje ngibe ngothembekileyo Nkosi. Ngiqinisekile vumela abantu bangithande ukuze ngibakhokhele kuwe. futhi ngolunye usuku lapho sokuphelile konke futhi sibuthane ngaphansi kwezihlahla ezihlala ziluhlaza ngifuna ukumthatha ngesandla futhi ngihambelayo phezulu ukumtshengisa abantu be-Angelus Temple labo bonke abanye kuza kuba isikhathi esihle khona-ke ngiyakhuleka ukuthi isihlawu sakho sihlale komunye lomunye wethu lapha futhi labo abalapha nkosi bengabe bengakwazi futhi mhlawumbe balaba thandekayo abancinyane ngaphesheya kolwandle uba bengakazi bagcwalise isithembiso sabo mabakwenze khona kathesi nkosi lapho sisakhothamise amakhanda ethu angazi phakathi kwaleyi inkalakatha yeholi enkulu kulimi bangaki kini abathi mfowethu Branham ngifuna ukuhlangana labathandekayo bami lami ngilabanye abathandekayo ngaphesheya komfula mhlawumbe wenza isithembiso ukuthi uzahlangana labo mhlawumbe lapho utshela umama ihambe kuhle phezulu le engcwabeni lolo suku mhlawumbe lapho utshela udade omncinyane uhambe kuhle kumbe ubaba kumbe abanye babo engcwabeni wathembisa uzakuhlangana labo futhi wena awukenzi lokho ukulungiselela kawucabangi kuyisikhathi esihle kathesi ukukwenza lingixolele ukungazibambi kwami kodwa mina bo kawunanzeleli mngani awukwazi ungonjani umhlatshelo kayisiyo indawo lakancane yembali yempilo bangaki kini abangathanda ukusukuma kathesi futhi babuye phezulu lapha ukukhuleka ukuthi ngifuna ukuhlangana labathandekayo bami ukuma uphume phakathi kombuthano futhi ubuye phansi lapha ungakwenza na uba omunye engakaze enze lokhu kulungiselela lamanje uNkulunkulu akubusise nomzamo ngibona indoda ensundu endala iphuma isiza labanye besiza hamba ngokwakho lina elisebhalikhoni phezulu lapho phumani nje phansi epasejini kumbe lisukume lina elifuna ukukhunjulwa elizwini lomkhuleko khona kathesi yikho kanye sukumani khona ngezinyawo zenu lokho kuhle sukumani yonke indawo lina elingathi ngilo baba ngaphesheya ngilo mama kumbe othandekayo ngaphesheya ngifuna ukuhamba ngiye babona ngifuna ukuhlangana labo ngokuthula lingaphakama sukumani nje lime ngezinyawo zenu loba ngaphi embuthwaneni sukumani lime ngezinyawo zenu lithi ngifuna ukwamukela uNkulunkulu akubusise nkosikazi uNkulunkulu akubusise emvale futhi akubusise phezulu le inkosi ikubusise lapha nomzana kunjalo phezulu kubalkoni inkosi ikubusise konke kuzingelezele yonke indawo sukumani lime ngezinyawo zenu kathesi ukuba sibe nomkhuleko lapha umoya ongcwele uselapha futhi uhamba ezinhlizweni zethu ukwephula liyazi lokho ibandla elikufunayo lamuhla buyukwephuka kumele sihambe phansi endlini yombumbi imfundo yenkolo yethu elukhuni esizenzele ngekhaya kayisebenzi kakuhle lokho esikufunayo yikwephuka okwendlela yesidala ukuphenduka enhlizweni zethu sisiba busu kuNkulunkulu yibo bonke laba kathesi asabe lungele ukusukuma ngasikhothamiseni amakhanda ethu ke sikhuleke onkosi owaletha njalo uJesu ekufeni ukusilungisisa sonke ngokholo ukukholwa ngiyakhuleka nkosi ukuthi laba abamileyo kathesi ngezinyawo zabo ukukwamukela wena ngiyakhuleka ukuthi ukuxolelwa kuza kuba kibo futhi onkosi ngiyakhuleka ukuthi baza kukwamukela wena njengomsindisi lenkosi lesithandwa futhi mhlawumbe balo mama kumbe ubaba kumbe omunye umuntu ngaphesheya kolwandle kulento eyodwa eqinisekileyo balaye umsindisi makuthi baxolelwe okwezono zabo futhi labo bonke ububi babo besulwe ukuthi imphefumulo yabo igezwe egazini lewundlu futhi baphile ngokuthula kusukela lapha kusiya phambili futhi ngolunye usuku lwenkazimulo lapho sokuphelile konke masibuthane endlini yakho futhi sibe lapho njengemuli ezingahlukananga ukuhlangana labathandekayo bethu labo abalindeleyo ngakwelinye icele lokho siyabanikela kuwe ukuthi wena uza kumgcina ngokuthula okupheleleyo labo inhliziyo zabo ezahlala phezu kwakhe siphe khona nkosi lapho sibanikeza kuwe ebizweni lendodana yakho inkosi uJesu amen onkulunkulu alibusise ngiliqiniso izisebenzi ziyabona lapho elime khona futhi baza kuba khona lani ngemizuzu embalwa futhi kathesi kulabo abaza kwamukela amakhadi okukhulekelwa Bili ungapi uJindo Liyo basemuva bakhona lapho ukupha amakhadi okukhulekelwa ngemizuzu nje embalwa mfowethu uzathayisisa umbuthano ngomkhuleko futhi amakhadi okukhulekelwa aza kuphiwa siza phenduka lapha nje ngesikhatshana ukukhulekela abagulayo kulungile mfowethu.